Ngiyabonga kakhulu mfowethu Demos. Kulithuba elikhulu ukuba lapha kuloko kuhlangana kwamaKristu lobu busuku. Phansi lapha kuleli ilizwe elilongqoqwane. Futhi ngifonele ngekhaya isikhatshana esedluleyo. Futhi kukhuduma lapho sekungedlula ama-degree angamachumi amabili khona le phezulu enyakatho kulalokho okuyikho phansi lapha. Kumele ngabe ngilethe lokho kanye lami. Ngizaphangisa futhi ngibuyele njalo khona masinya. Izimila zonke sezichazwe ngumqando. Ucabangani ngalokho Kritchi? Kuyi ngiqiniso kunjalo. Futhi ngiyathaba ukuba ngihlanganela lumalusi olungileyo lobu busuku. Lokulibona lina bantu. Ngisanda kungena nje okwesikhatshana esilutshwana ngivela eTucson lapho engangifanele ngihambe khona lamuhla. Ngitshayele phansi ubusuku obedluleyo futhi ngafika phose ngelesibili lengxenye lokhu kuza phansi eTucson. Futhi-ke bengikhangele usuku lonke phansi lapho futhi ngasuka nje okwesikhatshana esilutshwana. Awu, ngingene bese ngifikile nje phose okwehola lengxenye ngiyethemba into enjalo phezulu lapha. Futhi-ke angizange ngilale kangako. Kodwa ngizazama ukungalali lapha. Kodwa siyajabula ukuba lapha. Lumfana omncinyane edlala ngalawa ama-microphone lapha. Ngahlala phansi ngemuva lapho esinye sesihlalo sabantwana abancinyane. Umfana omncinyane wabuya wangikhangela ngokungejwayelekanga sibili. Ngathi sonke thina abantwana singahlala ndawonye asingeke na? Manje ngiyabathanda sibili abafo abancinyane loba kunjalo. Futhi kuhle sibili ukuba lapha lobu busuku. Futhi lokuba lalumbuthano omuhle wabantu bemile ngalapho. Futhi ngiyathemba manje ukuthi umfowethu Williams ulitshele konke mayelana lomfowethu Rose lapha ngomhlangano omkhulu obuyayo. Ngithemba lijwayelane kahle lakho. Okuza kuba seRamada khona kanye umhlangano omkhulu wamadoda osomabhizimusi. Futhi sikhangelele isikhathi esikhulu lapho. Umfowethu Velma Gardner esimangalisayo isikhulumi esilamandla. Futhi labanye abachumayeli uOra Roberts labaningi baza kuba belapho. Futhi sikhangelele isikhathi esikhulu enkosini. Ngiyathemba kwezinye zalezi izikhathi kasibeni lenkonzo yokusilisa kuleyo ndawo. Ngizathanda ukuthatha umfowethu Ora futhi sibe ndawonye. Yebo mnumzana, akungeke kube kuhle lokho na? Lokho kungaba yikuvodlokela phakathi sibili kukho, akunjalo na? Inkonzo yokusilisa phansi eRamada, lokho kungaba kuhle. Thina ngakho singakwenza lokho liyazi. Inkosi ingasinika lokho sibe lenkonzo yokusilisa. Ngakho sihamba ngalapho manje ibandla ngebandla ukuzama ukusabalalisa indaba ezinhle futhi lokuhlanganelana omunye lomunye futhi sibe lobudlelwano kuwo wonke amabandla achiyeneyo. Yikho lokho esikholwa kukho ukuthi simunye kuKristu. Ngangikhuluma ngolunye usuku kudokotela ngilungiselela ukuya phetsheya kolwandle futhi kumele ube lokuhlolwa komzimba. Ngakho ngangiphakathi ukuze ngihlolwe futhi wangibeka kokunye kwalokho kuthukuma ungangibuzi ukubana kuyini futhi wathola enye into engajwayelekanga futhi waphenduka futhi wayengeke akwenze futhi wathatha ikhansili yabodokotela futhi kazange akuzwisise lokho. Wathi, angikaze ngikubone lokho ngaphambili. Futhi-ke wangitshengisa umfanekiso wakho ukuthi kanjani lapho ngokuvamileyo ukwazi futhi ulokwazi okuncane futhi khona kukude kokunye lokunye. Kodwa wananzelela kokwami konke kwakundawonye. Wathi, ungumfo ongazwisisekiyo sibili. Ngathi, ngihlezi ngikwazi lokho. Wonke umuntu uyakwazi. Wathi, asikaze sikubone lokho ngasemuva. Ngakho waqala kungitshela ngakho. Ngathi, awu, ngathi uyazi ngithemba inkosi enhle lapho esenza. Usenza sahluke nje kancinyane. Asikhangeleki okufanayo omunye lomunye. Futhi-ke kwesinye isikhathi, akasenzi ngitsho okufanayo munye lomunye. Kodwa uyakwenza khona kuye. Indlela yakhe uqobo yokukwenza ngayo. Siyangena nje emtshineni omkhulu wokubumba futhi siyahlala nje sithule. Woza sibumba indlela asifuna sibe ngayo. Futhi ngiyazi akula muntu ongafuna ukuba ngenye into, kodwa lokho yikho into kuphela esingayifisa sonke emva kokuba sesisindisiwe futhi saba ngabantwana bakaNkulunkulu. Into kuphela esiyifunayo yikuhamba nje okuseduzane kancinyane usuku ngalunye. Yikho lokho esikulangazelelayo okwalobo budlelwano obukhulu. Kumangalisa okunganani! Ungake ume ucabange nje ukuba kuyini esasingakwenza nga sasingela lokho ini ngalelo themba elikhulu lingazange lihlale kithi kuyini esasingakwenza ngangisithi kwelinye lamabandla mangi ukuqala indawo eyodwa khona ke enye futhi ekubhodeni ilizwe ngenza isitsho ngesinye isikhathi ngicabanga ngingakuphinda ebandleni elifanayo kodwa bengisiya phandle kwesakhiwo lapho engangikubeka kalukhuni sibili ngalaba bantu lamuhla besenza lapha lomdanso omutsha abalawo ubiza isinjonjo kumbe enye into futhi ngathi akanikwazi nje lokho umhlaba abantu bafuna ukwephula imilenze yabo futhi bakwenzelani lokho ngakho kwakulomfo ongaba amachumi amabili lesithupha iminyaka engamachumi amabili lesikhombisa ubudala wahlangana lami ngemuva wathi okwesikhatshana nje mnumzana Branham ngathi yebo mnumzana wathi uyazi awuzisisi nje ngathi nithemba kangisoze ngikwenze ngakho wathi uyabona wathi ngiyabona umcijo wakho wathi uyindoda eleminyaka engamachumi amahlanu ubudala kodwa nxa wawulingana lami kwakuza kube kwahlukile ngathi mana okomzuzu ngathi ngangitshumayela ivangeli lapho ngimncane kulawe ngeminyaka elithumi ngilokhu ngikholwa lelo vangeli elifanayo ngafumana into ethatha indawo futhi lentokozo enenge ekukhonzeni inkosi kulazo zonke izinto udeveli angazenza loba ngapi kunika ukuchiseka uyazi uDavida wathi ngesinye isikhathi njengendluzele yomela isifudlana samanzi umphefumulo wami womela wena oNkulunkulu futhi nqala ke labona omunye wabafo abancinyane lapho elimele mhlawumbe izinja zimbambile futhi zadlukuza isihlepho esikhulu sohlangothi lwakhe kumbe enye into uyopha futhi yena inja ingamthungatha akanjengomuntu futhi ingazingela leyo ndluzele loba iyopha kumbe hatshi futhi ke indlela kuphela ngaleyo ndluzele isopha indlela kuphela angaphila ngayo ikufika lapho okulamanzi khona futhi ngaye ngafika lapho okulamanzi khona uzanatha lawo manzi kozamisa ukopha futhi angabaleka uhlakaniphile sibili kodwa manje ungacabanga ubona omunye wabafo abancinyane elimele futhi esopha futhi nje lokuthi ikhanda lakhe liphezulu kanjani layo yonke imizwa alayo yokwazi ukuthola lapho amanzi akhona ngamakhala akhe kumele athole amanzi nje kumbe abhubhe futhi manje impilo lokufa nje kuye yena nje okuncinyane konke okuncinyane kokuphembela alakho uyazama elangazelela kufanele awathole manje yiyo indlela okufanele sibe ngayo sisomela uNkulunkulu bona njengendluzele yomela isifudlana samanzi umphefumulo wami womela wena oNkulunkulu ukufihlwa kanye laye kwenye indawo isifiso senhliziyo yami futhi ngiyathemba ukuthi yiso isifiso sabo bonke abaphakathi lapha lobu busuku futhi manje ubusuku ngobusuku futhi ngithanda ukubona lokho ubuso obubonayo endaweni eyodwa uyabubona kweyinye ngiyakuthanda lokho litshengisa ubudlelwano benu lokubonakalisa lokho esingakho lapha futhi ngingathanda ngeqiniso ukubona imvuselelo yesidala ePhoenix minabo lelo bala Phoenix lingithokozisile kusukela kuleso sikhathi sokuqala ngilibala ngalo Phoenix Arizona owami umfana omncinyane ngacabanga nxa ngingafika kuleyo ndawo nxa ngingafika lapho ePhoenix futhi manje ngikubona futhi lapho silapha siyakuthola kufiphele ekujuleni kwesono njengezinye zonke indawo izivakashi ziwela phakathi futhi zinatha okunatha ngokwedlulisileyo ukungaziphathi lakho konke okukhona kodwa kunjalo phakathi kwakho konke lokho uyathola amagugu aqotho uNkulunkulu awazunguza kulinkangala lapha akhanya emqheleni wabantu bakaNkulunkulu abalenkazimulo futhi yikho engingakho lapha lobu busuku okuzibeka kanye lani bazalwane lani bodade okuzama ukukhanyisa ukukhanya kwenkosi uJesu kwabanye ukuze bafunyane njalo kulesi isiyaluyalu esikhulu futhi abaningi babo basasephandle khonale ngisuthisekile ngalokho kulokhu kusaselabaningi ukungena futhi kumele senze yonke into esingayenza ukubangenisa lapho futhi siphile impilo ezatshengisa uKristu manje singakabali isifundo esincinyane sombhalo ngiphuze ukungena ngijobelele amanothi amalutshwane ngokungaba imizuzu emihlanu futhi abesizwe ngezomthetho weholo bangithumele nje izincwadi bekumele ngingene khona kanye futhi kufanele kudindwe ngabeposo. Ngicabanga mhlawumbe lamuhla kunjalo, futhi-ke kumele ngiye eposo. Futhi lapho ngingena uBilly wathi, ungcono uphangise. Futhi-ke lapha ngangibhode nje lokubhoda, ngibhoda labo abafo minabo, oh minabo, bakhuluma ngokulunga eminyango yezomthethwandaba. Ngiyamangala lapho okukhona. Yebo, angikaze ngibone okunjalo. Futhi babefuna ukuthi ngibhadale umthelo weholo kuyo yonke icheki engayiphiwayo okweminyaka engamashumi amahlanu edluleyo, ukubhadala izikwelete zemikhankaso kanye lokwehluleka ukubhadala kikho. Ubona, amakhulu amathathu lamashumi amahlanu lanhlanu enkulungwane zamadola. Ngathi ngidubuleni nje, ngingakwenza njani lokho? Ngathi angila masenti ngitho angamashumi amahlanu lanhlanu. Ngathi ngingakwenza njani lokho? Futhi bangibambe ngekhala evilini okweminyaka emihlanu. Ngakho okwabantu bengenisa phakathi njengalokho siba lomkhankaso, futhi abantu bayalazi nje ibizo lami nguWilliam Branham. Benza nje icheki yezindleko, abachumayeli bayakunakekela lokho. Angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami. Futhi-ke bathola ngiyathola umholo uvela ebandleni lami amadola alikhulu ngeviki, futhi lumnikelo. Kodwa wonke umuntu ubona ukuthi bafaka lokho phakathi, futhi ukusa okulandelayo lo owayeyinhloko yekomiti yezemali wayebuya futhi athi, mfowethu Branham, kumele usayine amacheki lawa. Futhi ngani? Ngangiwasayina nje. Wayewangenisa phakathi, futhi-ke bakhangela konke lokho ngaphakathi, futhi akula senti eyodwa eyake yasetshenziswa okwami. Kodwa lapho ngisayina leyo cheki, bathi yayingeyami, abantu bayangipha wona, khona-ke ngiyawanikela ebandleni. Oh minabo, ngezwa kubi sibili ekuqaleni, khona-ke ngafumana ukuthi wonke umuntu ebhayibhilini, ngiyakholwa, lo owake wabamba ihofisi yokomoya kaNkulunkulu wayelokho kwenza nabohulumende besizwe. Ukukhangele emuva ukufumane kunjalo uMose, uDanieli, uJohane umbhaphathizi, uJesu Kristu wafa ngesandla sikahulumende wesizwe ngaphansi kwesijeziso ngokubulawa, uPetro, uJakobe, uJohane umambuli, bonke bahlupheka ngokuhlukuluzwa. Ngani? Isihlalo sikaSathane. Liyakwazi lokho na? Liyakwazi. USathane wathatha uJesu phezulu futhi wamtshengisa yonke imibuzo umhlaba ngesikhatshana sesikhathi, futhi wathi, ingeyami, ngenza ngayo loba yini engikufunayo. Bona, futhi ngizakukunika yona nxa ungawela phansi futhi ungikhonze. Ngakho liyabona ukuthi ingekabani. Siyazonda ukucabanga lokho mayelana ngeyethu, kodwa injalo. Ngakho wathi, uJesu wathi, suka lapha Sathane. Wayekwazi ukuthi uza kudla ilifa kiyo kumileniyamu. Wayekwazi ukuthi iza kuba ngeyakhe lapho. Lapho ngalawo mazwe ayebuswa nguNkulunkulu, imileniyamu yayiza kuba isiqalile. Kodwa kuza kuba lesikhathi balabo UN lomanyano wezizwe lakho konke ukuzama ukuletha ukuthula. Kodwa ingqe uSathane ephezu kwakho lezombangazwe, kuyini okuza kwenzakala? Baza kulwa ngokuqiniseka njengomhlaba. Kodwa kuza kuza isikhathi lapho zonke izikhali ziza kuphanyekwa, futhi amacilongo isixwayiso azakhala, futhi ukusa kube yilaphakade kubenyezela futhi kukhanya. Inkosi yethu izathatha isihlalo sayo sobukhosi. Oh, kuza kuba lokuhlabela, kuza kuba lokumemeza, futhi kuza kuba lefulegi eyodwa, abantu banye, isizwe sinye, bekhuluma ulimi olulodwa lwasezulwini. Amen. Ngiyalangazelela leso sikhathi, futhi ngikhuthalela kuleyo ndawo, ngithembele kuNkulunkulu. Ngolunye usuku lapho sekuphelile, ngingathi ngiyamuzwa esithi kimi, woza phezulu. Ngilapha ePhoenix lobu busuku ebizweni leNkosi. Angisoze ngizame ukuchasisa lokho okwenzakeleyo. Abaningi benu linabantu elithatha amathephu, wobani leqiniso okuthola leyo? Isikhathi siphi mnumzana? Lokho kwakuyilapho nje ngingakasuki ekhaya. Umbono wangithuma lapha ukuthi angazi kuyini, angisomthengisi wamathephu, futhi angichuchisi lezo zinto. Siyawathola, futhi silebhizimusi yamathephu emhlabeni wonke, khonale emaguswini lakuyo yonke indawo. Balento encinyane abayifaka endlebeni abalayo, futhi bayifake ethephini, futhi bame lapho, futhi batolikele lokho olimini, futhi kuhambe umhlaba wonke. Futhi kodwa eyodwa engangilayo ukuthi isikhathi siphi mnumzana, kumbe yiso lesi isikhathi na mnumzana? Okunye ngi umgqibelo ebusuku amaviki amathathu edlileyo ebandleni, emva kwempilo yami yonke yokubona imibono, angikaze ngibe lento enjengaleyi ngaphambili empilweni yami. Futhi kangazi lokho okuyikho. Ngilapha nje, kodwa ungithumele lapha Akangikwazi ukuthi kuchoni, nje ngilapha nje. Futhi kumele ngibe ngothembekileyo loqinisekileyo. Futhi iyo indlela kuphela izizafika loba ngaphi noNkulunkulu yikuqiniseka. Ngoba abantu baza kubakwazi. UNkulunkulu uyakwazi. Ekuqaleni, awunjalo. Loba unjalo kumbe hatshi. Futhi abantu baza kubakwazi. Ngoba ngesinye isikhathi, kwakulendoda izama ukuprofetha. Futhi uNkulunkulu watshela, kumbe umprofethi weqiniso wamtshela wathi, asikhumbuleni, bekulabaprofethi phambi kwethu. Umprofethi waziwa kuphela lapho isiprofetho sakhe sigcwaliseka. Ngakho kungcono sibe liqiniso ukuthi siyakwazi ukuthi uNkulunkulu watsho njalo. Singakakhulumi lutho ngakho. Sithembeke lokuqiniseka. Manje asikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana ukuze sikhuleke. Manje kasibekeni eceleni konke esikunakekelayo manje okwemizuzu elandelayo emilutshwana.
Lovely little group of people here.
Ngingazi kuleli qembu elihle labantu lapha lobu busuku. Yazi ukuthi kulalawo amagugu ahlezi lapha lawo uJesu azabuya ukuzowathatha ngolunye usuku. Lawo azavuka ephuma othulini. Futhi kungaba labanye lapha abangelaqiniso kangako loba baza kuba lapho kumbe hatshi. Ungabe ulesidingo ngezinye izinto. Nga kulesidingo empilweni yakho lobu busuku. Ngakwaziwe kuNkulunkulu lapho nje uphakamisa isandla sakho. Usethi nje, uNkulunkulu, uyakwazi lokho engikutshoyo manje. Futhi ungibusise, ngiyagula, ngifuna ukusiliswa, ngilahlekile, ngidinga ukubuyela ebudlelwaneni, ngifuna ukubuyela, ngiphambanisile. Ngiyaphenduka. Ngifuna ukuthi wena ungisize lobu busuku ukuphenduka. uNkulunkulu akubusise. Baba osezulwini, manje lapho sesisondela esihlalweni sakho ngendlela yegazi. Ngoba futhi u-Aaron wangena ngaphambi kwesihlalo somusa. Wathatha kuqala igazi esandleni sakhe futhi wahamba phambili. Futhi thina ngokholo lobu busuku samukela igazi lenkosi uJesu futhi sihambe esihlalweni sikaNkulunkulu ngesibindi. Sisazi ukuthi silelungelo lokubuya. Hathi ngokulunga kwethu, kodwa kokwakhe, igazi, limela ukuhlanzwa kwethu. Futhi ngiyakhuleka, Baba osezulwini, ukuthi uza kupha isicelo sethu. Kuqala, siza kukucela ukuba lesihawu kithi. Usixolela zonke iziphambeko zethu. Lapho sivuma ububi bethu. Lezi mpambeko zethu ezincinyane. Lezono zethu ezifihlekeleyo. Lezono zethu ezingaziwayo. Futhi siyavuma njalo. Njengabatshumayeli. Singabapristi. Izono zabantu. Ndawonye, Nkosi, siyama. Siyabathanda abantu. Sizwa njengoMose. Lapho eziphosela emkhandlwini. Ukubamba abantu. Ulaka lukaNkulunkulu. Ngikutshengisela bani okwakuyikho kokulunga kukaKristu lapho uKristu eziphosela emkhandlwini ukusindisa abantu. Futhi Baba, thina njengezinceku zakhe lomoya wakhe ophakathi kwethu, wonke umKristu phakathi lapha kulobu busuku, azibambe phambi kwesono. Nkulunkulu, woba lesihawu kibo. Sikhalela abagulayo futhi labalendingo ngalezo zandla eziligugu, abanye babo badala labanye batsha, labanye baphakathi laphakathi, bephakamise izandla zabo. Uyazi konke ngalokho Nkosi, siyakhuleka ukuthi uzaphendula ngokwenotho yakho enkazimulweni. Makube labanengi lobu busuku Nkosi, basuke lapha, labo abangene phakathi, labo abagulayo, mabahambe bephilile, besilile, into nje ithathe indawo, bengeke nje bayichasise, kodwa bakwazi ukuthi baphilile. Makuthi labo abalahlekileyo, bahambe belungisisiwe Nkosi, besazi ukuthi baphendukile, njalo bathatha uKristu. Lapho abamchiya khona, mabahambe, benze ukubuyisela. Sipe Nkosi, ukuthi labo abangakaze babuye, bazathola leyo nkululeko eligugu yokukhululeka, okuphumiswa phakathi kwekheji, bengasabotshwanga njalo, ngezinto zomhlaba leminako yalimpilo, kodwa sebenziwe bakhululeka kuKristu. Sipe khona Baba, obusisa konke esikudingayo manje, futhi busisa ilizwi lakho lenceku yakho, futhi sizakupha udumo, ebizweni likaJesu siyakucela. Amen. Manje nxa singabala isihloko sombhalo, kumbe umbhalo okwesihloko bengisitsho, abaseKorinte bokuqala isahluko 14 indima 8, ibaleka kanje, kwabaseKorinte bokuqala 14:8.
For if the trumpet gives an uncertain sound,
Ngoba ke uba uphondo lunika ukukhala okungaqondakaliyo, ngubani ozazilungiselela okwempi? Lesi kuza kuba isihloko eseneleyo esingabe sisichumayela amaviki amabili kusukela manje phezu kwaso, futhi kanti singeke sithinte imiphetho yaso. Kulenye into mayelana ngelizwi eliphefumulelweyo, ukusona leso isihloko sinye njalo njalo, ungabophanisa iBhayibheli lonke ngaso. Kuqondile. Ngolunye usuku omunye umfo wangibuza wathi, ungathatha kanjani isihloko esifanayo? Ngathi, oh, minabo, uthatha indikimba yaloba yini kikho. Ngadobha iluba lamahlamvu amathathu lilele emhlabathini, futhi ngaliphakamisa. Indoda ihlezi lapha lobu busuku, ivela eTucson, futhi zasiphetsheya ePasadena, California. Futhi ngathi, ngingathatha leli luba lamahlamvu amathathu, futhi ngichumayele iminyaka engamashumi amabili lanhlanu ngalo. Ukuthi liyimpilo kanjani ephakathi kwalo, kanjani inhlamvu ezintathu zebuthathu kokunye. Futhi kulezinto ezinengi nje esingakhuluma ngalo. Futhi kanjani ngombhalo, ilizwi likaNkulunkulu lilaphakade alilasiphetho, liyaqhubeka nje lisiya liyisiphephelo kithi. Futhi manje lobu busuku ngifuna ukukhuluma ngalokhu, uphondo lukhala ngelizwi elingaqondakaliyo. Ekucabangeni ngakho okwesikhatshana esincinyane esedluleyo, lapho ngicabanga mayelana lolo daba lwentela yomholo, ngacabanga akulalutho lamuhla kangako oluqondakalayo. Yonke into ilokungaqondakali kuyo. Futhi loba yini engaqondakaliyo ayingeke ithembakale. Loba yini engaqondakaliyo ayingeke ithembakale. Wena hlala khatshana lakho nxa kungaqondakali. Nxa ule bhizimusi, futhi leyo silabo somabhizimusi abakhona, mhlawumbe abanengi babo. Nxa uqhuba ibhizimusi engaqondakaliyo, awuyi kubeka okunengi kakhulu kiyo. Ngoba inzuzo ayiqondakali, futhi awusoze wenze ukuhlanyela imali kangako kikho. Kumbe nxa ungomuhle usomabhizimusi ohlakaniphileyo, oza kulindela futhi uhlole nxa ule mali yokuhlanyela, oze ufumane into eqondakalayo, enye into ethembakalayo, into ongathembela kiyo. Ngoba kawufuni ukulahlekelwa yileyo mali obukade uyigcina, ngoba ngalokho kumele uziphilise. Kuvela emholweni, kuvela enzuzweni lezo ozithethe kulokho kuhlanyela imali. Ngani kufanele uthole into yokuphila ngayo? Futhi limali encinyane obukade uyigcinile ungayibeki esikhwameni sakho futhi uyithiye lapho, ngoba amasela azayintshontsha. Bona, ungakwenzi lokho. Nxa ulayo, ihlanyele kwenye into. Futhi khona-ke ufuna ukuqiniseka ngokuqondakala kokuhlanyela imali kwakho. Nxa ungakwenzi, ngani ungayihlanyeli lakancinyane? Ngakho ibhizimusi ngeqiniso isekumeni okuxegayo lobu busuku. Loba yiphi ibhizimusi ngempela emhlabeni isesimweni esixegayo, ngoba umhlaba usesimweni esixegayo. Kawungeke nje uzivumele. Manje ngizagcina imali engaka ukuzakhela indlu enhle, ikhaya elincinyane kwenye indawo. Lokho kuyaxega. Ngizalitshela ukuthi kunjalo, ngoba uhulumende ngakuthatha konke ngobusuku bunye. Izinto ezenza intando yethu yeningi ibole kakhulu ize iqede sibili. Sasivame ukubeka ithemba eliningi kuntando yethu yeningi, futhi lokho ngiyacabanga kuyisimo esikhulu sokubusa. Kodwa kunjalo, intando yethu yeningi iyaxega, ngoba thina isizwe lesi, abantu bethu, silesimiso sombuso, futhi lesi simiso sombuso unomphela wethu. Kodwa kukanti kulokho, isimiso sethu sombuso siyaxega, ngoba sesivele sephulwa izikhathi ezinengi. Umuyi, uMnumzana Roosevelt, wasichaphaza. Ngakho bona, uyabona, singephulwa, akusilo themba elinengi ongalibeka kikho. Ipolitiki, oh minabo, iqeda okunganani. Abantu bayaphikisana nje futhi baphikisane lokuphikisana ngezepolitiki futhi omakhelwane bengazwanani. Ngakho labantu ababengabangane abahle, omunye umongameli uzaphakama, kumbe omunye umuntu wakhankasele ukuba ngusikomishi wamapholisa, kumbe enye into, futhi lomunye umfo kolunye uhlangothi locingo lwezepolitiki, futhi bazaxabana omunye lomunye, baze bangazwanani ngakho, ipolitiki. Futhi ngithemba kangizwisi buhlungu imizwa yomuntu. Kodwa ngicabanga ukuthi into yonke ibolile. Bona, yebo mnumzana, ngakho kungani liphophothisana futhi liqabane ngento engalunganga kungenani. Kunjalo, kubi nje sibili. Omunye wathi kimi ngolunye usuku, wathi, uza kuyavota kulolu khetho na? Ngathi, sengavota kudala. Wathi, kulolu khetho. Ngathi ngavotela uJesu. Ngathi ngiza kutshela. Kwakulabantu ababili bengivotela. Ngathi uNkulunkulu wangivotela. Futhi udeveli wavota ephikisana lami. Futhi ngavotela uNkulunkulu. Ngakho ngithola ivoti yami kakuhle. Kuya ngalapho ophosela khona ivoti yakho. Ukuthi uzaphuma kanjani. Ngakho nanzelela, khona manje, ukulitshengisa nje indawo encinyane, futhi ke siza kuchiya. Kulolu khetho lukamongameli lokugcina, lapho kwafakazwa ngempela eChicago, ngendawo ezehlukeneyo. Ukuthi imitshina abavota ngayo, ukuthi yayihlelwe ngabeqembu lamademokratiki, ukuthi sonke isikhathi uvotela umnumzana Nixon, wawuvotela umnumzana Kennedy ngasikhathi sinye. Ngakho awulathuba. Futhi bakufakaza. Futhi lezwa imonitor ngobunye ubusuku. Lapho bebeka ukuhlolwa elizweni lonke, kusukela eMississippi eMpumalanga, umnumzana Nixon wayethethele livoti lokubazisa, okune koyedwa. Umuntu wanganqoba kanjani? Ngakho kungabe kungumnumzana Kennedy, kwakuza kube kuyindlela efanayo. Kangila loba liphi iqembu? Iqembu lami lisezulwini futhi ngikhona kanye labo. Lapha lobu busuku sihlezi ezindaweni zasezulwini sikhuluma ngenkosi yethu. Kodwa uyabona, ngizama ukulitshela lezi izinto zomhlaba ziyaxeka. Akula awungeke ubeke ithemba phakathi kwabo. Abaqondakali. Futhi loba yini engaqondakaliyo, ngingangcono ngihlale khatshana layo. Angithandi leyo nto engayisiyo. Angithandi ukuhlala nohlangothi olungayisilo. Ngikuthanda kuqondile. Ukuba sohlangothini oluqondileyo. Manje impilo yangekhaya isibe ngengaqondakaliyo. Uyazi, ngibone isiqephu ngolunye usuku kwelinye lamaphephandaba kwenye indawo ukuthi isilinganiso sokuchitheka kwemitshado eMelika siphezulu kulasiphi isizwe emhlabeni. Futhi kumele sibe isizwe senkolo. Yebo, kungaba njalo, inkolo, kulungile. Kodwa kayisilo hlobo oluyilo. Ubona, inkolo nje isimbozo. Kunzima ukubona lokho esikwenza ngakho kube isimbozo sethu. U-Adamu wazama ukwenza esinye ngamahlamvu omkhiwa, futhi kakuzange kusebenze. Waxega kabi lapho efanele aphume ukuhlangana loNkulunkulu. Ngakho inkolo ayikwenzi konke. Kodwa ungacabanga ukuthi isilinganiso sethu sokuchitheka kwemitshado siphezulu kulezinye zonke izizwe. Isilinganiso sokuchitheka kwemitshado yethu. Sifumana ukungaziphathi kusenzakala emakhaya ethu. Kwakumangalisa ukukufumana ukuthi iphesenti elikhulu ekuhleleni kwesizwe futhi ngiyakholwa kwakuse-Ohio ukuthi ukuhlolwa kwathathwa okwesiKristu. Futhi kwakusethusa ukuthi iphesenti enganani eyayingahambi ebandleni. Futhi-ke, phose amaphesenti angamashumi ayisificaminwembili alabo abahamba ebandleni babengakwazi ukuthi kungani babehamba. Abakwazi ukuthi kungani behamba. Bayahamba nje ebandleni. Kungani uhamba? Awu, umama wasithatha lapho sisasengumntwana. Futhi nje siyaqhubeka sihamba. Futhi-ke manje, enye iphesenti yalokho yatsho ukuthi yayihamba ukuhlangana labo makhelwane babo. Futhi bakhulume okwesikhatshana. Bona? Ngani? Kuyethusa. Akumangalisi impilo yekhaya ingasekho. Bona? Loba yiphi impilo yekhaya engahlalisi sekanga. Loba nguphi umfazi ozathathwa indoda futhi engaqinisekanga ngaleyo ndoda, kungcono amtshiye enjalo. Futhi loba yipi indoda ezathatha umfazi futhi engaqondakali ungcono umthiye enjalo ungcono ukhuleke kikho uNkulunkulu aze akunike impendulo futhi ke lokho uNkulunkulu akuhlanganisa ndawonye makungabi lomuntu okwahlukanisayo kodwa thina kuqala kumele sikhuleke ngokweneleyo kulokho yebo
now we find out that we have tried to convert the world by an educational program.
Manje siyafumana ukuthi sizamile ukuphendulisa umhlaba ngohlelo lwemfundo. Futhi sesenze ubuchapha ngakho okweneleyo sibili. Awungeke uguqulele umhlaba kuKristu ngemfundo. Imfundo iyamdonsela kachana loNkulunkulu ukwedlula kumdonsela kuNkulunkulu ngoba uzama ukucabanga ukuthi ukhaliphile futhi uyazi kakhulu ukwedlula omunye umuntu imfundo ngobuhle eyiyo uKristu kazange athumele ibandla lakhe ukufundisa umhlaba akazange abafundise ukwenza amaseminari akazange afundi ozinhle akazange abatshele ukuthi bahambe futhi bakhe izibhedlela lokho kulungile kodwa umsebenzi webandla ikuchumayela ivangeli hambani liye kuwo wonke umhlaba lichumayele ivangeli kuso sonke isidalwa bona kodwa enye into eyahlukileyo kulokho iyaxeka ngoba ingaphandle kohlelo lukaNkulunkulu impilo yesizwe kayiqondakali awu umhlaba awuqondakali siyaphila nje endaweni lapho umhlaba wonke uba lomnqino wokwesaba kukhangeleka kunjalo unyikinya konke isizwe sonke umuntu wonke omunye wesaba omunye bakhuluma ukuthula babe lakho ngesinye isikhathi bathi oh lapho siqeda ukulwa impi yomhlaba yokuqala ukuthi bonke abafana bethu kumele baye khonale ukuthi lokho kuzaqeda izimpi ngani abazange nitho baphephethele intuthu yombhobho emoyeni kwaze kwaba lenye khona ke babe lomanyano wezizwe futhi lokho kwakuzalinda umhlaba futhi wehluleka manje bale UN futhi into efanayo nje isivele yehluleka akulalutho kuyo yonke into iyaxeka impilo yesizwe impilo yezombangazwe imichina yokuvota oh minabo ubona nje ba into yonke inyikinyiwe yonke into manje ngifuna ukukuletha phansi eduzane kancinyane lasekhaya ubona impilo yebandla inyikinyiwe futhi ayiqondakali manje yikho lokho uPawule ayekhuluma ngakho bona yikho lapho ayesitsho khona nxa uphondo lukhala ngelizwi elingaqondakaliyo impilo yebandla inyikinyiwe abantu abakwazi ngitho okokwenza bayahamba bezulazula besuka ebandleni besiya ebandleni bezama ukufumana ikuphi okulento eqondileyo kusukela ensikeni kusiya ensikeni bezama ukufumana lokho okuyikho ingaphi imfundiso eqondileyo futhi omunye uzabuya ngalapho futhi bangakuchasisa hose nje kuwo wonke umcijo wesivumo kholo sabo ulungile futhi ke into yokuqala uyazi bayathola ukubola okunengi kulokho baze bazame elinye ibandla ukubona lokho isivumo kholo sabo esiyikho imfundiso oh, konke lokhu siyathola ukuthi sesizehlukanisile khonake ngezinto lezi kunhlelo ezingamakhulu ezehlukeneyo zebandla manje akulalutho olubi ngalokho lokho nje ukuthi bangenza ezinye izinto khonake zona abazenzayo futhi kufanele kube lempumela enhle evela kikho kwenye indawo kodwa uyabona awungeke ubeke ithemba lakho usithi ngingowenhlanganiso yamabandla eMethodist futhi ngilungile ngoba ngingena kuyo ngingowenhlanganiso yebandla leBaptist futhi ngilungile awungeke wenze lokho awungeke ukwenze lapho usithi ngingowenhlanganiso yebandla lePentecost awungeke ukwenze lokho awufanelanga ukwenze lokho ngoba akunjalo siyafumana ukuthi lapho inhlanganiso yethu yakuqala yePentecostali iGeneral Council lapho ihlelwa akubanga kude baze baqala ukudazuka lapho futhi badazuka lapha lezi ndaba lezi mfundiso futhi manje kukhangele nje yonke indawo bona ngiyatshengisa ukuthi akuqondakali labo abathemba kunhlanganiso kuphela akuqondakali manje ungatsho ukuthi mfowethu Branham ususikhupha ogatsheni olukhulu lapha upenda umfanekiso omnyama omubi kabi futhi ngijonga ukwenza lokho bengifuna ukukwenza Ngikwenzele isizathu ukuthi ngithi lokhu. Kukhona yini into eqondakalayo? Yebo, kulento eyodwa eqondakalayo. Oh, ngiyathokoza ngalokho ukuthi kulento eyodwa ongabeka ithemba lakho kiyo futhi ube leqiniso ukuthi kulungile.
When everything else is gone, this will be standing.
Lapho into yonke isihambile, lokhu kuza kuba kumile. Nga ungabala uMathewu ongcwele 24:35, wathi, amazulu nomhlaba kuza kwedlula, kodwa ilizwi lami alikwehluleka. UNkulunkulu ulesisekelo esiqondakalayo. Umfo omdala wathi ngesinye isikhathi, omnyama omdala phansi eningizimu, wayethwele iBhayibheli futhi wayengenelisi ukulibala, futhi bathi, ulithwalelani na Sam? Wathi libhayibheli elingcwele, wathi kulotshiwe kilo, futhi wathi ngiyalikholwa kusukela ekhaveni kusiya ekhaveni, futhi ngiyakholwa lekhava, futhi watsho ngoba lilo bhayibheli elingcwele olotshwe kulo. Futhi umfo wayekhuluma layo wathi, ngawukholwa konke kukilo? Wathi yebo mnumzana, ngeqiniso ngiyakholwa. Wathi manje awu, utsho ukuthi ungenza loba yini lelo bhayibheli elithi ukwenze? Wathi yebo mnumzana. Wathi aluba ibhayibheli lelo lathi uSam eqe phezu kwalowo mduli litshe lapho, kuyini ongakwenza? Wathi ngangiza kweqa. Wathi awu, manje ngedlula kanjani emdulini welitshe kungela sikhala esilapho? Wathi nxa ibhayibheli lithe uSam eqe, kuza kube kulesikhala lapho ngesikhathi uSam efika lapho. Ngakho lokho kuphosa nje kube njalo, kuza kuba lesikhala lapho. Into kuphela omele uyenze ukuthatha ukuma kwakho phezu kwelizwi likaNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu uza kwenza indlela yokunye konke. Oh, leso sisekelo esikhulu. Ngiyakholwa wathi, ngale kuluka. Ngiyakholwa kuyikho lapho, besehla phansi entabeni. Wathi kubafundi, abantu bathi mina indodana yomuntu ngingubani na? Futhi omnye wathi, uJeremiya, futhi abaprofethi lokunjalo. Futhi wathi, kodwa lina lithi ngingubani na? Yikho lapho uPetro wenza leso sitho esidumileyo. Wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi, ubusisiwe wena, Simoni indodana kaJonasi, ngokuba inyama legazi akukwambulelanga lokhu, kodwa ubaba wami osezulwini wembula lokhu kuwe. Futhi phezu kwaleli dwala ngiza kwakha ibandla lami, futhi amasango esihogo akayikulinqoba. Kuyini khona-ke phezu kweqiniso elanjiliweyo lelizwi likaNkulunkulu? Ngoba ekuqaleni kwakukhona ilizwi, futhi ilizwi lalilonkulunkulu, futhi ilizwi lalingunkulunkulu, futhi ilizwi lenziwa laba yinyama, futhi lahlala phakathi, futhi kwembulwa kuPetro ukuthi lelo kwakuyilizwi likaNkulunkulu eliqinisiweyo. Ameni. Yiso isizathu wayesithi, ngubani ongangethesa isono? Ngubani ongangibeka icala? Yonke into ilizwi elibhalileyo ngami ngikwenzile. UNkulunkulu wayekuqinisile ukuthi wayeyilizwi. Oh, yikho lokhu. UNkulunkulu ubonakalisile. Ilizwi litsho njalo. Futhi-ke, uNkulunkulu ukwenza kube qotho, akwenze kugcwaliseke, akutshengise. Iminyaka edluleyo, lapho besithi ebandleni, akulanto enjengobhaphathizo lukamoya ongcwele, lawo njengamadlabuzane abantu abazivusela wona. Kodwa labo abalwamukelayo bakwazi ukuthi lelo kwakuliqiniso, bakwazi uNkulunkulu wayeqotho, futhi kufakaziwe. Koze kuthi lamuhla, inqubo yePentecost kaNkulunkulu ezizweni ilethe okunengi kuKristu ukwedlula bonke abanye abakwenzileyo. Sethekeli sethu sangesonto kungasikude, iphepha leKatolika lathi, ngiyakholwa kwakungumnyaka phambi kodluleyo kumbe umnyaka odluleyo owodwa ukuthi ibandla leKatolika labhalisa kuphela ingxenye yesigidi yabaphendukileyo. Lapho amaPentecost abhalisa isigidi esisodwa inkulungwane ezingamakhulu amahlanu. Amen.
What is it? It's a growing thing.
Kuyini? Kuyinto ekhulayo. Ilizwi likaNkulunkulu lisabalala ndawo yonke. Kufanele sibe lokubonga okunganani. Kukhulu kakhulu, kuze kuthi loba manje, ama-Episcopalian, ama-Presbyterian, ama-Lutheran, futhi bonke, bayabuya ukuthatha okunye kwakho. Liyananzelela emhlanganweni wamadoda osomabhizimisi. Uyabezwa bekhuluma ngabehlukeneyo, iEpiscopalian, Lutheran, Presbyterian. Ngani? Awuvamanga ukuzwa ngokwePentecostali besenza loba yini loba ngapi? Kunjalo, kungabanye bonke, ngoba ngani? Babonile ubuthakathaka bezivumokholo zabo. Futhi babuyelela izini. Lapho uthola isisekelo, into engeke inyikinywe. Ufumana phakathi lapho umoya ongcwele ephila impilo yakhe ebantwini, ezibonakalisa emhlabeni, futhi kwenza abantu bamomele, linganyikinyeki, lingaphikiseki. Ilizwi likaNkulunkulu libonakaliswa futhi ezitshengisela. Ilizwi ngokwalo liphilwa empilweni yomuntu. Kuyinto emangalisa okunganani. Akulalutho olungaqondakaliyo ngalokho. Ungabona lapho uNkulunkulu yenza khona isithembiso. Futhi nansi lapha sibonakaliswa. Amakhulu eminyaka edlileyo abaprofethi abakhuluma ngakho. Futhi lapha siyakubona kugcwaliseka. Okudlula kukho konke ukuchothozwa, kukho konke okwahlukana, kudlula kuzo zonke izivumokholo. Ukuthi bazame kanjani ukunyathezela lelo lizwi likaNkulunkulu. Ukuthi bazame kanjani ukungenisa imfundo. Bazame ukungenisa benza inhlanganiso. Esonto bazididekisile futhi phezu kwakho konke ilizwi likaNkulunkulu lokhu elimile libenyezela likhazimula njengalokho elakela kwenza kuyini ileyo nto eqondakalayo uNkulunkulu wathi konke amazulu lomhlaba kuza kwedlula kodwa ilizwi lami aliyikwehluleka khona-ke lokho yinto eqondakalayo nxa ufuna ukuzigqilisa gqilisa lelo lizwi enhlizweni yakho. UDavida wathi walifihla enhlizweni yakhe ukuthi akayibona. Wabhala imithetho yakhe phezu kwemigubazi yombheda futhi wayibophela ezandleni zakhe landawo yonke. Wabeka ilizwi lakhe phambi kwakhe izikhathi zonke. Yiyo indlela. Gcina ingqondo yakho izikhathi zonke. UNkulunkulu watshela uJoshua ungachibilikeli kwesokunene kumbe kwesokhohlo kulo. Khona-ke uzakwenza indlela zakho ziphumelele. Khona-ke uzakuba lokuphumelela okuhle. Futhi lapho ibandla lonke lizibambanisa ndawonye kude lezivumokholo zalo, laphezu kwelizwi likaNkulunkulu, khona-ke ibandla lizakuba lokuphumelela okuhle. Leyo kuzakuba yinto ezanyathezela isikhomanisi. Kuyini okwenza isikhomanisi? Yona kanye into, ucabanga ukuthi isikhomanisi lapho besabalalisa amanga abo, futhi bekhula ngokumemetheka, ngezigidi, labantu besesaba ngakho, ukuthi isikhomanisi siza kutshabalala futhi sife. Kufanele sikwenze, isikhomanisi, bangenza lokho, bangenza lokho. Ngiyakholwa uNkulunkulu uzasisebenzisa, kodwa kunjalo. Njengalokho akwenza uNebukadineza, uza kuphephulela phandle, lonke ukhula phandle, ngesikhomanisi. Kodwa lokho, hatshi okungako, ngalokho, kodwa khangelani, kodwa into, isikhomanisi siza kuba lesiphetho, isikhomanisi siza kuza ekupheleni kwaso. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu, alila siphetho, ngoba lalingela siqalo. Amen. Ilaphakade loNkulunkulu. Futhi nxa ugqilile, futhi ilizwi ligqiliswe kuwe, ulaphakade lelizwi. Amen. Kumele sifike ekupheleni kwaso. Zonke lezo izinto ziyanyikinyeka. Kungelandaba ukuthi kukhulu okunganani besakha insika. Kumele iwele phansi. Zonke izinto ezingasizo eziphikisana lalelo lizwi, kumbe eziphambana lalo, zizafanele zisuke. Kuzamele kuvule indawo, ngoba ilizwi liyabuya ngokunqoba. Akulalutho olungalimisa. UNkulunkulu usevele watsho njalo. Lapho elikhuluma, izulu lomhlaba kuza kwedlula, kodwa lona alisoze lehluleke. Fihla lelo lizwi enhlizweni yakho, ukuthi uthathe kanjani lelo lizwi, futhi ulivumele likhule. Ligcine engqondweni yakho, izikhathi zonke, ngoba alisoze lehluleke. Ilizwi likaNkulunkulu alisoze lehluleke, ngoba wathi alisoze. Ngakho sifuna ukugcina kulokho. Manje, uPawuli wathi, emibhalweni, njengokuqeqetsha isotsha, isotsha emsindweni. Manje isotsha kumele lifundele umsindo weyakhe wecilongo kumbe uphondo. Akakwazi nxa uphondo luhamba luvuthela loba ukuhlasela kumbe loba ukuhlehla. Nxa engakwazi umahluko, luhlobo bani lwebutho elididekileyo ozakube ulalo. Isitha ngeqiniso siza kunqoba phezu kwexuku lamasotsha angazange afundiswe ngcono kulalokho. Amen. Yilo hlupho ngamabandla ethu lamuhla. Sibafundise kuzivumokholo. Bese hlukana omunye lomunye. Akumele sibambane. Akumele sazi uphondo. Khona ke iluphi uphondo? Bayacho. Uphondo lwevangeli. Yikho. Ilizwi likaNkulunkulu ophilayo. Luphondo. Ungahlanganisi lutho lalo. Ungabi lomuntu okhalisa ichacho lesi French. Futhi lomunye evuthela icilongo. Akula owaziyo lokho okokwenza. Uyaletha isiyaluyalu. Futhi uPauli wayekhuluma mayelana ngokufundisa umuntu umsindo. Futhi njengoba lowo msindo unjalo, uyakwazi khona kanye lokho okokwenza, ngoba umtshayi wecilongo ulemilayezo futhi kusuka kundunankulu. Futhi lapho ekhalisa lolu phondo, ibutho liyazi khona kanye indawo yokuqhubekela khona, nalapho okokwenqaba khona, futhi loba ukuchibilikela kwesokunene kumbe kwesokhohlo, kumbe lokho okokwenza ngokukhala kophondo. Manje, ibutho, impi, kuhlezi kuyimpi. Asizange sijoyine ibandla, kumbe sibuye ebandleni, ukubuya kupikiniki. Kumele sinanzelele, siza enkundleni. Angizanga ebantwini ukuba bangimbambathe emhlane futhi bathi, mfowethu Branham, ungumuntu olungileyo. Hathi mnumzana, ngibuya lapho ngigqoke isihlangu. Angidingi isihlangu okwalokho. Ngibuya lengowane yempi futhi lezikhali. Ngibuya ukuze kulwa. Ukulwa intshi yonke yomhlabathi. UNkulunkulu watshela uJoshua, yonke indawo engaphansi yezinyawo zenu esiza kunyathela khona. Leyo ngiyalinika. Ngakho amanyathelo ezinyawo ayesitsho ukuthumba. Futhi lapho ibandla lifika endaweni, liyayekethisa ngezivumokholo. Futhi bayekethise ngelizwi. Futhi bayekethise ngomhlaba bengisitsho. Khona-ke, liyalahlekelwa indawo. Ikuthumba. Lokho esikufunayo lobu busuku ngamasotsha. Ukuthumba zonke izithembiso zaphezulu zaleli Bhayibhili. UNkulunkulu azithembisa ebandleni. Zonke izikhali zikaNkulunkulu lokuma. Yikho lokho esikudingayo, amasotsha, hathi ukuthatha iyunifomu, ukugqokela ukufola, kuhlezi kwahlukile. Lapho umuntu, loba siphi isizwe, silezi nhloli kuso sonke isizwe, silezi nhloli zeGermany lapha, silezi nhloli zeNgilandi lapha, sile nhloli phetheya eNgilandi, kuyini abazama ukukwenza, bazama ukufumana ukuthi luhlobo bani lwezinto, luhlobo bani lwebhomba omunye umuntu alalo. FBI iphose ibe selizweni lonke, bakhangele ukubona, yiyo indlela abaphepha ngayo, bayakhangela futhi babone ukuthi luhlobo bani lwebhomba omunye alitholayo. Khona-ke, bayabuya futhi balenze, libe ngconywana kancinyane, kumbe benze enye into okulilwisa. Abathembani omunye lomunye ezizweni, ngoba lokhu kuyatshengisa ukuthi izizwe ziyanyikinyeka. Ngani? INgilandi ingasidubula phakathi kwehola. Nxa singabaphambanisa, kumbe singabadubula. Ukuthatha nje omunye umuntu phezulu ekhanda lento lapho, ukuthatha okuncinyane kumbe okubili, okuningi kakhulu, kumbe sicabane lokunye. Futhi-ke, nanko kuhamba. Lapha ungasikude, babe sithi impahlanyana yenziwe eJapan, ngesikhathi sempi, babe sitshayelela esibuyeni, futhi bahambe ngalapho, ngokutshisekela isizwe. Futhi manje uzabhadala intengo enkulu yakho, ukwedlula loba yini okunye okuthenga esizweni. Kuyini okwenzakalayo? Lokho kuyabhadala impilo yalabo bafana abafa khona ngale. Ngeqiniso hathi. Kuyini? Angilandaba ukuthi ulwisa okunganani ezintweni ezibambekayo. Uzakuya, akuyikutsho ulutho olulodwa. Kuzanyikinyeka. Kodwa kulokulwa okukodwa lokho ongangena kikho. Futhi uthole indawo ezingasoze uzithathelwe. Yikho ukukhala kophondo lwevangeli lelizwi likaNkulunkulu. Futhi bathumba izipho lezithembiso azinika ibandla. Impela kunjalo. Manje sifumana kwenza lolu phondo lukhale. Manje, sonke isizwe siyazama ukuhlomisa abafana baso ngokuzivikela okukhulu abangaba lakho. Manje ngiyazi, kwezinye izikhathi, lezi izikhali azikho lula ukuzithwala. Ngangilomfowethu, rookie, babembiza. Uhamba phandle lapha futhi ibutho limnika umthwalo ongamaphawundi angamachumi ayisificamunwemunye emhlane wakhe. Futhi lokho kuphose kulingane lesisindo asisindayo. Bamnika ifotsholo ukugebha igodi ngayo, umbhobho lenqumbi yamabhomba aphoswa ngesandla. Futhi angikaze ngibone umthwalo onje. Umfo omncinyane ohawulayo wayengenelisi ukuhamba ngitsho. Futhi bamhambisa phansi emgaqweni ukuthi ahambe ngenyawo okwamamayila amahlanu. Kwaphosa kwambulala. Wathi, ungowani lumbhedo? Kuyini engikufunayo ngalinkalakatha yengwane enkulu endala? Manje khangela, ibutho liyazi uzakudinga lokho kwesinye isikhathi.
Kuyini engikufuna ngefotsholo phandle lapha emgaqweni omkhulu ngihamba? Ungangcono ujwayele ukuyisebenzisa. Ungayidinga. Uhulumende akayikukunika ulutho ngaphandle ukwazi, bayakwazi uzakudinga ukukusebenzisa. Kufanele ukufundele lokho. Bathola izinto ezinkulu abangazithola ukukuvikela ngazo, ngoba balendaba lesizwe. Balendaba lawe uvikelwe ngokukhulu lokho ongakwenza, kude lenhlamvu. Lokho kuhlezi kunjalo. Waqala esivandeni seyideni, futhi uNkulunkulu uyafundisa ebandla lakhe. Futhi ngiyazi, sihlezi sifanele sithuthukise. Manje indizamtshina ezindala, ezasivame ukuzisebenzisa ngemuva empini yokuqala yomhlaba, impi yesibili yomhlaba. Ngani? Zona lezo zitshayi ezincinyane, zaziphume zaphela. Lapho bebeka lezi indizamtshina ezinkulu ababelazo. Ngani? Zazingasilutho. Futhi manje, lezo nje abazisebenzise kule impi yokucina, manje sezidlulwe yisikhathi. Abasazifuni futhi. Sebela majethi. Futhi bona, uhlezi uzama ukuthuthuka. Ukuthuthukisa entweni yokuzivikela. Kodwa uyazi ukuthini? UNkulunkulu akadingi ukuthuthuka. UNkulunkulu wanika abantwana bakhe, amasotsha akhe, into enkulu kakhulu, ababengayinikwa. Lapho ebapha, kuyini abanika khona? Wabapha ilizwi lakhe esivandeni sase-Edeni. Futhi umuntu waziqinisa ngemuva kwelizwi likaNkulunkulu. Futhi akula develi owayengamthola. Hlala elizwini. Manje, inhloli yesitha, uSathane, wazama ukufumana lokho ayengakwenza, ukufohlela lapho. Ngakho wayekwazi, wayengeke nje aphume futhi amkhohlise. Ngakho into kuphela ayengayenza, kwakuyikumngenisa ekucabangisiseni. Futhi yikho lokho uNkulunkulu akusebenzisayo lamuhla, ukuqinisa ibandla lakhe, ilizwi lakhe. Futhi uSathane ubuya ngalapho, ngamandla okucabangisisa. USathane wakwazi lokho kwakuyindawo exegayo, leyo kwakuyindawo abantu abazakuyephula kalula sibili. Kwakusekucabangisiseni. Uthi manje, mangicabangisise kanye lawe. Manje ngabe kuyadingakala yini? Nga uNkulunkulu wathi kuyadingakala, kuyadingakala. Loba kuyadingakala sikhale, futhi sibongolele. Lakho konke lokhu. Nga uNkulunkulu wakhuluma ukuthi ubhaphathizo lukamoya ongcwele luyadingeka. Angilandaba ukuthi kusinda okunganani, futhi lokuthi kunganani okomhlaba kufanele ukuthiye. Uzamele ukusebenzise. Ezinye zalezi nsuku, ukuhlala uphila, indlela kuphela yokuphepha. Manje kufanele sisebenzise ukusiliswa kwaphezulu. Lapho silabo dokotela abakhulu emhlabeni. UNkulunkulu wakupha ukusila kwaphezulu ngoba uyakwazi kumele ukusebenzise. Wakupha izipho zikamoya. Futhi masinya lapho uSathane efika ku-Eva, waqala ukucabangisisa layo. Manje ngeqiniso, uNkulunkulu angeke akwenze lokho. Abantu bathi namhlanje, akulanto enjengesihogo. Abaningi babo bakutshela lokho, bona. Oh, sibili uNkulunkulu angeke achise abantwana bakhe. Ngeqiniso, akachisi abantwana bakhe. Kodwa uDeveli uzakwenza, abakhe. Ungumntakabani na? Yinto elandelayo. Isihogo sadalelwa uDeveli labantwana bakhe, hathi abantwana bakaNkulunkulu. Ngitsho lo yedwa wabo, oya lapho. Kunjalo, kuya ngokuthi ungumntakabani. Manje uNkulunkulu wanika u-Eva lo-Adamu ilizwi lakhe, futhi akakaze aliguqule lona. Uhlezi ele umKristu kumbe ikholwa. Isivikelo sakhe ilizwi. Izulu lomhlaba kuza kwedlula. Sonke isivumo kholo siza kwedlula. Yonke inhlanganiso yesonto iza kwehluleka. Isizwe sonke sizatshona. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu liza kumala phakade. Kuza kuba lesikhathi lapho inkanyezi yokusa ingasoze ikhanye futhi. Kuza kuba lesikhathi lapho ilanga elingasoze likhazimule. Futhi lenyanga ayisoze ikhazimule. Futhi lomhlaba usoze ubhode ekuzungezeni kwawo. Kodwa ilizwi likaNkulunkulu lizahlala ngokufanayo nini lanini. Yebo. Leyo yinto engeke isuswe, yinto ongathembela kiyo. Kuyaqondakala, uNkulunkulu angakhuluma ulutho. Kuqinisekile ukwenzakala. Nga wathi esivandeni sase-Edeni, okomhlengi, wayezathumela uMesiya, kwakuqinisekile ukubuya, loba iminyaka ezinkulungwane, ezine balindela. Kodwa wafika lapho, yena wayefanele abuye, ngoba kwakuyilizwi elithenjisiweyo likaNkulunkulu. UNkulunkulu wathembisa ukumphendukisa njalo, uzakuba elapha. Angilandaba bangaki abangakholwayo labathandabuzayo abaphakamayo, loba yini abayenzayo, isikhomanisi sisabalala okunganani. UJesu Kristu uzabuya futhi uzathatha ibandla lelo eligezwe ngegazi, futhi aligadise esibhakabhakeni lisiya ezulwini. Ngani? Kuqinisekile ukuba njalo. ilizwi likaNkulunkulu latsho njalo. Nxa ungakholwa, zonke izinto ziyenzeka. Lokho kuyaqondakala. UNkulunkulu watsho njalo. Futhi akungeke kunyakaze. Akungeke kunyikinywe. UNkulunkulu watsho njalo. Nxa ungahlala lakho. Manje. Futhi woba lokholo kikho kukholwe. Akusikho kukhala okungaqondakaliyo. UNkulunkulu angeke anike ukukhala okungaqondakaliyo. Izivumo kholo zinganika ukukhala okungaqondakaliyo. Inhlanganiso zamasonto zingachumayela ukukhala okungaqondakaliyo. Kodwa UNkulunkulu angeke aphumise ukukhala okungaqondakaliyo. Futhi leli lizwi nguNkulunkulu. Futhi akula okungaqondakali ngalo. Lonke liyaqondakala. Manje, ibandla elikhulu lihlonyisiwe ngelizwi. Manje lapho uJesu esiza, ngabe wasebenzisa lezo zikhali ezifanayo? Ngeqiniso wakwenza. Lapho uSathane esiza kuye, emandleni akhe wonke, futhi wathi, uba uyindodana kaNkulunkulu, yenza ukuthile izinto ezithile. Wathi, kulotshiwe, khona kubuyela elizwini. USathane wazama ngokuphezulu kancinyane. Kodwa uJesu ebuyela ngelizwi kulotshiwe lapho wahlala phezu kwalelo lizwi etshengisa kithi njengomzekeliso njengoba watsho kwabaseKorinte bokuqala kuqala uJohane ongcwele 14:13 ngilinikile umzekeliso futhi lo ngumzekeliso lo esifanele ukugcizelela kumele sibeke ithemba lethu elizwini likaNkulunkulu yonke into mayibe ngamanga leyo yinto eyodwa eqondakalayo uNkulunkulu wenza isithembiso uNkulunkulu uzagcina isithembiso bathi linto engenzakala kanjani engathola kanjani ixuku labantu ndawonye lo musa wokuhlwithwa ukuya phezulu angikwazi ukuthi uzakwenza njani akusimsebenzi wami ukubuza ukuthi uzakwenza njani ungumsebenzi wami ukukulungiselela, wakuthembisa, kuzakwenzakala, waqinisa ibandla lakhe ngelizwi. Futhi into yokuqala, kwakuyikucabangisisa. Manje bathi, akuzwisiseki nje manje, nxa ngingowaleli bandla, akukuhle lokho yini njengalelo bandla. Kule bandla linye kuphela ongaba ngowalo, kawusoze ulijoyine. Ungajoyina ikilabhu, ikilabhu ye-Methodist, le kilabhu ye-Presbyterian, le kilabhu ye-Baptist, futhi le kilabhu ye-Pentecost. Kodwa uyazalwa ebandleni likaJesu Kristu. Ngakho nanto ibandla. Lawo ngamakilabhu lapho abantu ababuya ndawonye njengamawabayi ehlala kulolu gatsha, lamajuba kulolu gatsha, lolo kunjalo. Yibudlelwano benu elilabo ndawonye, lapho lisabelana ekudleni okufanayo. Kodwa lapho kusiza ebandleni likaJesu Kristu. Ile ndlela eyodwa kuphela ikuzalwa ukuzalwa akunjengomuntu njengoba ngichilo izikhathi eziningi njengenyoni emnyama ihlezi ogatsheni izama ukufaka insiba zepikoko empikweni zakhe futhi athi uyabona ngiyipikoko ezigqajayo ubona uzazinamathisela zona insiba ngokwakhe nxa wayeyipikoko eqotho imvelo yakhe yayizabeka lolo hlobo losiba nxa ibandla likaNkulunkulu ophilayo kulibandla likaNkulunkulu ophilayo lizaphumisa ilizwi likaNkulunkulu ophilayo awudingi ungezelele insiba zepikoko loba ngaphi futhi lonke usiba phakathi lapho luza kuhlanganiselwa kupikoko ungakukholwa lokho futhi lonke usiba oluhlanganiswe ebandleni likaNkulunkulu luza kuba ilizwi likaNkulunkulu akasoze ajovele loba yini okunye kodwa ilizwi amen ngoba imvelo kamoya iveza ilizwi kuphela amen ngizwa ngingena emoyeni kulungile akusilutho ozama ukulwenza akusilutho olulungisayo awungeke wenze inko awungeke ulungise insindiso awungeke ulungise izipho kumele uthele izipho ngempela bona imvu kayikwenzi kayilungisi uboya uloboya ngoba uyimvu uyaveza uboya isihlahla somcherry asilungisi umcherry siyathela nje amacherry ngoba impilo yaso ingaleyo ndlela futhi ibandla likaNkulunkulu ophilayo kalijoveli lokhu ukuzama ukuzenza bakhangeleke njengenye into sebevele baba yilokho abayikho ngomusa kaNkulunkulu futhi ilizwi likaNkulunkulu lihlanganiswe labo futhi bona bahlanganiswe kanye lelizwi futhi imisebenzi eyalethwa phambili kulo opheleleyo uJesu Kristu uNkulunkulu ebonakalisiwe enyameni izazithela ngokwayo ngakulo lonke ikholwa elizelwe kutsha watsho njalo amen akula okunye manje lokho into eqondakalayo manje kuza kuba ngokudidayo kancinyane kancinyane emuntwini nxa engakaze abekwazi ukukhala kweqiniso kophondo manje indoda engakaze ifundiswe ngophondo futhi angakaze aluzwe awu angathideka lapho esizwa enye into izwakala okwahlukileyo kulalokho akuzwayo. Uhlezi ezwakala, joyina ibandla, hambisa incwadi yakho ngangapha langangapha. Lokho kungabe kulungile, yikho kuphela akwaziyo. Okodwa-ke lapho uphenduka mayelana ngobhaphathizo lukamoya ongcwele, ukhuluma ngamandla kaNkulunkulu, lezi nto azenzayo, lokuthi kwenza njani abafazi lamadoda bonke bazihlanze empilweni yesono, ukuthi kubenza njani ukuhamba ngobuNkulunkulu ngokuthembeka, futhi lezinto ozenzayo, futhi uletha ubhaphathizo, ukukhuluma ngendini, ukusilisa abagulayo, ukuxotsha odeveli, ukuprofetha, izipho, oh, imibono, yonke into ebandleni. Haleluya, kunjalo. Lapho ukhala khona-ke kuyadida kancinyane kubo labo abangazange bazwe lolo hlobo lophondo. Awu, wena uthi ibandla lami kalifundisi lokho, khona-ke kalivutheli uphondo lwevangeli. Dumo, kunjalo. Kodwa kulawo masotsha afundisiweyo, haleluya, lapho besizwa lolo phondo lukhala, bayakwazi ukuthi bame njani ngokuhlelekileyo phambili isotsha lesiKristu. Dumo, oh, lokho kuyaqondakala. Ukwazi njani ukuthi kuyaqondakala? Ukuselizwini. Ah, wena uthi ibandla lethu kalifundisi lokho. Kodwa uphondo luyakhalisa. Angifuni kufundiswa kusivumokholo sebandla, ngoba kuzanyikinyeka futhi kuwe. Kodwa nxa ufundisiwe elizwini, izulu lomhlaba kuzakwedlula, futhi ilizwi leli alisoze ledlule. Sonke sivumokholo, yonke into ezakuwa, kodwa ilizwi leli alisoze ledluleke. Ameni. Yikho ukukhala, yikho ukukhala engifuna ukukuzwa. Yebo mnumzana. Oh, wena uthi ngikwazi njani? UJesu wathi, izimvu zami ziyezwa ukukhala kwami, ziyalwazi uphondo lwami. Wathi kuJohane ongcwele esahluko 14 lendima 12, lo okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo laye uzayenza. Manje wakukhuluma lokho nxa umuntu esithi awu, amaHebheru 13:8 athi uJesu Kristu ungofanayo izolo lamuhla lanini nini. Oh, bathi ngendlela ethile. Manje imvu eqotho izathi, ah, oh, oh, enye into ikhalile kulokho. Lokho akuzwakalanga kahle. Oh, lokho kufanele kube luphondo lwesiFrentshi. Lolo bekungayisilo phondo, ngoba iBhayibhili kaliniki ukukhala okungaqondakaliyo. Lithi lizakwamukela umoya ongcwele, hatshi lingaliza wonke umuntu, kuze kube nini? Kubantwana benu, lakubantwana babantwana benu, lalabo abakude, labo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Uzakhalisa uphondo kulo lonke usendo lesi sizukulwane sonke, futhi baza kuzwa ilizwi lakhe. Baza kulikholwa labo abamiselwe impilo. Ameni. Baza likholwa ngoba bayakwazi ukuthi uphondo lwevangeli lukhala, alusilo olungaqondakaliyo. Lonke isotsha liyakwazi ukuthi lime njani. Manje libonile uPetro loJohane uJakobe lebandla lasekuqaleni limatsha lisiya phambili ngalindlela, ngoba uphondo uJesu wathi, hambani liye emhlabeni wonke litshumayele ivangeli, Marko 16. Ubona lezi izibonakaliso zokubalandela labo abakholwayo. Sibona uPetro uJakobe uJohane labanye babo bonke bengena emzileni kumatsha kulokho, futhi sesichibilikela kwenye indlela khatshana lakho, omunye esiya phambili, omunye ebuyela emuva, omunye esithi awu, lokho kwangokomunye, lokho kukhala kwangokomunye. Oh, hatshi, akungeke kube yilokho. Ibutho lonke lesiKristu lizwa uphondo. UNkulunkulu wathi lolo kwakuluphondo, angeke aluntshintshe. Lokho ikukhala athi kuzakhala ngakho, lokho abantu bonke abaza kubakwazi. Futhi nanto lihamba ibandla, abanye babo kabakholwa ekubuyeni kwakhe uqobo. IBhayibhili lathi uzabuya, ngakho sikhangelele ukubuya kwakhe. Nxa engekho lapha lobu busuku, sizakube sikhangelele ekuseni. Nxa engekho lapha ekuseni, sizakube simkhangelele kusasa ebusuku, futhi sizaqhubeka sikhangelele. Nxa singalala, ethu ethu asiqalekanga ngeze, ngoba uphondo lukaNkulunkulu luzakhalisa lolo phondo lokugcina. Labafileyo kuKristu bazavuka, futhi thina esiphilayo lesileleyo sizahlwithwa ndawonye labo ukuhlangana lenkosi emoyeni lanini nini. Sibe lapho, yikho ukukhala kophondo. Loba ngiyaphila kumbe loba sengihambile, akwenzi mehluko. Ngizakuzwa ukukhala, ngizavuka. Duma kuNkulunkulu, vuka. Oh, yebo, yebo. UJesu wathi ukuthi izimvu zami ziyalizwa ilizwi lami. Wayeyilizwi libonakalisiwe lapho Yiyo indlela izimpu zakhe ezimazi ngayo. Manje khangela abafarisi labanye kulolo suku. Oh bathi indoda uBhelizebhabhu lapho etshela umfazi emthonjeni, lapho mayelana ngezono zakhe amadoda akhe ayilawo, lapho etshela uNathanieli, lapho ayekhona ngaphansi kwesihlahla, lapho uFilipu ambizela khona ngaphansi kwesihlahla somkhiwa ekhuleka. Ngani labo bafundisi balolo suku bathi indoda uBhelizebhabhu ungudeveli uyisanuse. Kodwa kwakungenjalo ngoPetro, Jakobe Johane labanye babo babekwazi. Ngani babekwazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma ukuthi lapho uMesiya ezabuya ngaphansi kwelizwi likaMose eliphefumulelweyo uza kuba ngumprofethi, futhi lapho bebona lezo zinto azitsho zibonakaliswa futhi zipheleliswa, bazi ukuthi lokho kwakuyikudla kwezimvu. Babekwazi ukuthi lolo kwakuluphondo futhi baqala ukululandela. Izimvu zami ziyalwazi ngoba babona ilizwi likaNkulunkulu libonakaliswa. Manje abantu lamuhla abakholwa ukuthi kulento enjengobhaphathizo lukamoya ongcwele. Ngena phakathi lapha kumbe kwenye indawo lapho abalomoya ongcwele futhi babone isithembiso sikaNkulunkulu sigcwaliseka khona kanye. Ngani izimvu zami ziyalizwa ilizwi lami, ziyakwazi ukukhala kwalolo phondo ngoba kuliBhayibheli. UJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini kulokhu engumahebheru 13:8 khona kanye. Angilandaba manje akwenzi ngitsho lo mahluko wokuthi zingaki iwuta zebandla ezikhalayo. Silabakhalisi abaningi bamawuta ampempezayo ebandla, liyazi empempeza kuyo yonke into besithi oh insuku zezimangaliso sezadlula akula nto enjengokusiliswa kwaphezulu. Oh imvu uqobo kazilaleli lokho kodwa zilalela kwalolo phondo olwaqiniso. Le uta ebandla ingakhalisa loba yini, ungakhangela lokho okulakho lamuhla iwuta zebandla. Omunye ugijima ngale ndlela futhi lomunye ugijima ngaleyo ndlela, uthi udeveli uhlezi emuva uthi mfana bayalwisana yikho kuphela, angidingi lokunyikinya isandla sami. Kodwa mfowethu makuthi bonke babambane ngesinye isikhathi baphenduke emilayweni jikelele. Oh minabo khona-ke uza kubona iphambili masotsha esiKristu. Uqondile, hathi ukulalela amahuda kodwa ukulalela uphondo. Akasimeni nje okomzuzu nje futhi sibuyele emuva futhi sikhangele kokulutshwana. Manje silungiselela ukuvala ngoba kangifuni ukulihlalisa lapha kwesikhathi eside. Kodwa akasibuyeleni emuva futhi sikhangele. Abanye abezwa lokhu ukukhala, asithatheni futhi babeqondakala. Manje sengilitshengisile yonke into ayiqondakali. Asithatheni nje umuntu oyedwa omdala okwesikhatshana. Asithatheni umprofethi uJobe. Manje leyo ndoda yedlula ekuvivinyweni kodwa wazi ukuthi uNkulunkulu wayefuna umnikelo wokutshiswa. Yikho lokho uNkulunkulu ayekufuna futhi yikho kuphela ayekufuna. Futhi kungelandaba ukuthi izingozi ezinganani ezenzakalayo ekhaya lakhe, uNkulunkulu akenzi izikhathi zonke. Lapho ubona ulutho luhamba kubi ngomfo, lokho akutsho ukuthi uyatshaywa nguNkulunkulu. Kungabe kungayisikho ukuthi uphandle kwentando kaNkulunkulu, uyazi enhliziyweni yakhe loba ulalela uphondo kumbe hatshi. UNkulunkulu wayefuna lumnikelo wokutshiswa futhi uJobe wema khona kuwo. Yikho kuphela bathi Jobe uyisoni sensitha, wenza enye into embi. Kodwa wayesazingcono, wahlala khona lapho ngoba wayezwe ukukhala kophondo, futhi wahlala khona lapho kanye lalo. Futhi ekucineni khona phansi ekucineni kokucina lapho udeveli wayekhululwe phezu kwakhe, futhi wathatha imuli yakhe, futhi wathatha abantwana bakhe, wathatha amakamela akhe, futhi wathatha inotho yakhe yonke, futhi wephulela phansi impila kahle yakhe uqobo. Wahlala esilotheni kwakhangeleka sengathi yonke into yayingasekho, kodwa wayelokhu esithi ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Ezinsukwini zokucina uza kuma emhlabeni. Lanxa impethu zesikhumba zichitha lumzimba, kukanti enyameni yami ngizambona uNkulunkulu. Akulalutho olungaqondakaliyo ngalokho. Kwakukhona na? Ngitsho ngingathi ngiyacabanga ukuthi uyaphila. Wathi ngiyazi uyaphila futhi uza kuma ensukwini zokucina phezu komhlaba. Lanxa impethu zesikhumba zichitha lumzimba, kukanti enyameni yami ngizambona uNkulunkulu. Oh minabo kwenzakala. Wayeqinisekile sibili. U-Abrahama ephandle ehamba ensimini ngolunye usuku wezwa uNkulunkulu esithi, Abrahama, ngiya. Wahlangana lo-Abrahama ngaphambi kwelizwi elilotshiweyo futhi wathi, Abrahama, ngizakunika indodana ngomkakho uSara. Futhi wayengamachumi ayisithupha lanhlanu ubudala kuleso sikhathi, futhi u-Abrahama wayelamachumi ayisikhombisa lanhlanu. Futhi bakulungiselela futhi wayengelanhloni ubufakaza. Wayesazi ukuthi wayeza kuba le ndodana. Futhi iBhayibhili lathi akathandabuzanga esithembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa, kodwa wayesuthisekile ngokugcweleyo. Ameni. wayesuthisekile ngokugcweleyo lokho kutsho ukuthi wayehlanganele nomphela amen yikho unomphela ikucina komgwaqo into yokucina kuyikho konke kwakho wathi ngisuthisekile ngokugcweleyo ukuthi lokho uNkulunkulu akuthembisayo uNkulunkulu uyenelisa ukukwenza ungabe unjalo lobu busuku usuthisekile ngokugcweleyo ukuthi lowo ngumoya ongcwele ungabe usuthisekile ngokugcweleyo le yindlela ngabe usuthisekile ngokugcweleyo ungumsilisi ungabe usuthisekile ngokugcweleyo ukuthi uyeza njalo ungabe usuthisekile ngokugcweleyo ungofanayo ezolo lamhlala nini nini amen usuthisekile ngokugcweleyo yebo asithatheni omunye oyedwa uElija emile phezulu lapho entabeni wayephophothisane loJezebeli ngobuso bakhe obupendiweyo futhi wayengani usedinwa ngakho phose bonke abafazi balandezela emva kwekhosikazi lokuqala mhlawumbe ukugela inwele kuthiye ikhanda lilikhulu okwedlulisileyo futhi iloba yini ababelakho kulolo suku wayekuphophothele kakhulu kwaze kwaphosa kwamwisela phansi ngokuqondileyo uNkulunkulu wathi kuye yehlela phansi lapho uyazi kuyana phose insuku ezimbili kumbe ezintathu ngeviki ngalapha kodwa wena mana kuhapu futhi umtshele itsho kanje inkosi amazolo awayikuwa ezulwini ngize ngiwabize oh minabo kazange athi manje apho mhlawumbe kungasebenza ngalindlela oh hathi wayesuthisekile ngokugcweleyo akulalutho olwalungaqondakali amazolo awayikuna izulu kalisoze labuya ngize ngibibize amen dumo oh ngani wezwa uphondo lwaluqondakala wayemazi uNkulunkulu wakhe wayesazi enye into yayiza kwenza lapho uNkulunkulu ekhuluma lelo lizwi amazulu wonke lomhlaba kuza kwedlula kuze kwenzakale woza fanele kwenzakale wayesuthisekile ngeqiniso manje wathi Elija ngifuna ukuthi uye phezulu lapho endaweni eyomileyo kakhulu elizweni koze kube phezulu entabeni lapho okungela mithombo khona kodwa ngilawo phezulu engikubekele wona wayesuthisekile ngokugcweleyo wakhwela phezu kwentaba futhi wahlala phansi esibudlaneni iKherithi futhi manje kuyini engizakwenza phezulu lapha sengivele ngalaya amawabayi ukuthi akondle manje ngabe enjani lawo mawabayi manje mana umzuzu nkosi hatshi hatshi uphondo lwakhala lokho kwanele kuzakwenzakala kanjani angikwazi angilandaba bona akusikho kwami ukuthi ngikhathazeke ngalokho lo ngumsebenzi kaNkulunkulu uthe ulaye amawabayi awu nkosi ngiyacela ungichazisele futhi ungitshele nje labona isikolobani lawo mawabayi ahamba kuso lapho ukufunda ukukhuluma isiHebheru Luhlobo bani olwe apheka ngesitofu segasi kumbe ngabe belomlilo wenkuni kumbe akwenza njani futhi kungapi lapho azaku luhlobo bani lwenyamazana abazayibulala zinyoni ezincinyane azakungibulalela inyama kanjani ukungilethela isamusi lenyama bona bona lokho akuzange kubuzwe onkulunkulu uphondo lukaNkulunkulu ibizwi lakhe lwazwakala futhi lwathi sengi hathi Elija ngingakwenza sengikwenzile ngizakwenza sengivele ngakwenza Amen. Lo uNkulunkulu wethu lo busuku, hathi uzakwenza, usevele wakwenza. Amen. Usevele wakwenza. Amen. Hathi uzakwenza, angakwenza, mhlawumbe uzakwenza. Usevele wakwenza. Ngilaye amawabayi. Wanikela umoya wakhe ebantwini bonke, wanikela izibusiso zakhe, wenyukela phezulu futhi wanika izipho ebantwini. Omunye umuntu uzakuthola, omunye umuntu uzakwala. Akusikho umsebenzi wami ukuthi kubuya njani. Yikuba nje kufike lapho, uNkulunkulu wathi kuza kuba njalo futhi kunjalo. UPetro wathi ngosuku lwePentecost, "Phendukani munye lamunye wenu futhi libhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu, ukukho ukuthethelelwa kwezono zenu, futhi lizakwamukela isipho, umoya ongcwele. Kuza kubuya kanjani? Angikwazi. Isithembiso singesabantwana benu, kulabo abakude, lalabo abanengi inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Manje wawungeke ukutshaya indiva, uphondo soluvelele wakhala, futhi ngiyakukholwa, ngalulalela futhi ngakuthola. Amen. Manje zama ukuphikisana nami, ungisi usaphandle kwakho amen oh kangiphelelanga hathi njengalokho busuku udade omdala onsindo wathi mdala nginganika ubufakazi yebo mama wathi ngifuna ukukhuluma into eyodwa wathi angisikho lokho engifuna ukuba yikho futhi wathi angisikho lokho engifanele ukuba yikho kodwa kule nto eyodwa engiyaziyo angisikho lokho engangiyikho ngakho lokho yiyo indlela esizwa ngayo manje angisikho lokho engangiyikho ngoba ngisindisiwe lobo busuku ngobuza kankulunkulu futhi ngiyamukela ubhapathizo lukamoya ongcwele phezu kokuthunywa wathululwa lapho ngosuku lwephentekosti isithembiso esanikwayo futhi ngasikholwa akulalutho olungaqondakaliyo ngezwa ukukhala ngakulalela futhi ngiqinisekile yikho lokho okuyikho ngeqiniso ngiyakwazi kuyikho qiniso usimiyoni isihlakaniphi esidala phose iminyaka engamashumi ayisificaminombili ubudala amakhulu eminyaka selokhu loba umprofethi esemhlabeni kodwa ehamba ngalapho lodumo olukhulu umoya ongcwele wakhuluma kuye ngolunye usuku wathi simiyoni uyazi kawuyikufa uze ubone usindiso lwenkosi dumo mhlawumbe umpristi omkhulu ehlikihla indevu zakhe kalutshwane futhi wathi simiyoni kufanele ukame indevu zakho kolunye uhlangothi wathi lokho kakwenzi mehluko lakancinyane ukwazi njani ukuthi uqondile umoya ongcwele wangitshela njalo kangisoze ngife ngani simiyoni ngani usungani usulungele ukufa khona manje oh angilandaba ukuthi uthini kodwa unkulunkulu wangitshela ukuthi angisoze ngibone ukufa ngize ngibone usindiso lwakhe akulalutho olungaqondakaliyo kangiyikufa angeke ngibone ukufa ngize ngimbone ameni yikho uzakwenza njani simiyoni mina lokho akusiwo umsebenzi wami kungaphi yena simiyoni kangazi ukwazi njani ukuthi uza kumbona unkulunkulu watsho njalo yikho lokho yilizwi kangiyikubona ukufa ngize ngimbone oh minabo oh indoda endala edubekayo ngoba usephambeni ekhanda lakhe uyazi ngakho umyekeleni enjalo kodwa wambona kungenani yebo mnumzana unkulunkulu wenza indlela kulabo bantu abazathatha ilizwi lakhe uJesu lapho elapha emhlabeni futhi wayemile lapho engcwabeni likaLazaro kumbe ngaphambi kwalokho lapho esekukhulumisaneni labantu ekhuluma ngokuthi yena kukanti engelaminyaka engamashumi amahlanu ubudala futhi wathi wabona u-Abrahama uyananzelela ukuthi wayeqiniseke okunganani wathi u-Abrahama engakabi khona nginguye hatshi nganginguye kumbe ngizakuba kodwa nginguye ngiqinisekile khona-ke wathi engcwabeni likalazaro engakayiphansi khonale wathi watshela umaritha wathi ngiyi kuvuka impilo hatshi kumele ngibe kumbe ngizakuba kodwa nginguye ameni umfowethu nxa wawungabe ube lapha wayengasoze afe kodwa loba manje nkosi loba yini oyicela unkulunkulu unkulunkulu uza kukunika khona wathi umfowenu uzavuka njalo o uzavuka ensukwini zokucina ekuvukeni kwabantu bonke wayengumfana olungileyo yebo ngiyakholwa uzavuka kodwa ujesu waziqondisa kancinyane uqobo wathi kodwa ngiyi kuvuka lokuphila hathi ngizakuba ngimele ngibe kumbe okunjalo nginguye akulalutho lapho akulalutho oluthandabuzayo linyikinyeka ngalokho akula okungaqondakaliyo kwakuqinisekile ngiyi kuvuka lokuphila lo okholwa kimi loba wayefile kodwa uzaphila loba ngubani ophilayo futhi ekholwa kimi kasoze afe hatshi hatshi kabasoze mhlawumbe kabasoze abasoze akula nto engaqondakaliyo ngakho abasoze bafe lo ozwayo amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ule mpilo engapheliyo futhi akasoze abuye ekwahlulelweni kodwa usedlule ekufeni waya ekuphileni kabamelanga babuye ekwahlulelweni kabasoze bafike ekwahlulelweni ameni wathatha ukwahlulelwa kwami angilamsebenzi lapho ameni nanko-ke wadlula ekufeni waya ekuphileni oh manje wathi wakukholwa manje ujesu kazange athi awu uyazi kuyikuba wena uyakukholwa lokho futhi uyakwazi ukuthi mina ngilizwi futhi nini uyakwazi ukuthi ngimuye owayezakuza uvumile lokho uyakukholwa ngiza kutshela lokho esingakwenza asihambeni siyethatha abadala sibahlanganise futhi sihambe phansi futhi sibone nxa singenza ulutho ngakho hathi hathi wathi niza hathi yehla futhi ubone nxa ngingamvusa ngiza kuyamvusa ameni hatshi ngizazama ngizakwenza akula okungaqondakaliyo lokho kwakungasikho kukhala okungaqondakaliyo lapho esithi ngizakwenza ngizakwenza futhi lo ofanayo owathi ngizakwenza wakwenzela isithembiso haleluya oh minabo ameni ngizahamba ukuyamvusa futhi wathi dilizani itempeli leli futhi ngizabona lokho engingakwenza ngalo lina dilizani itempeli leli futhi ngizalivusa njalo ensukwini ezintathu akula okungaqondakaliyo. Manje ngizazama lina lonke lingama lapho futhi libone nxa ngingakwenza kumbe hatshi. Ah, hatshi. Ngiza kulivusa. Akula okungaqondakaliyo. Ngiza kulivusa. Lina lidilizeni, ngiza kulivusa. Oh, minabo. Ngani? Wayekwazi ukuthi wayengulowo muntu embhalweni, lo uDavida akhuluma ngaye. Kanye ukuthi amphefumulo wakhe esiyogweni. Njalo angisoze ngivumele ongcwele wami ukubona ukubola. Futhi wayekwazi ukuthi wabalelwa kuleso sithembiso sombhalo. Ngakho-ke, wayeqinisekile. Manje ngezake siqiniseke njengalokho. Siyamthatha umzekeliso ngezinye izinto. Ingqe kuphela ilizwi likaNkulunkulu la kukhuluma. Ngezake sibe ngabaqinisekileyo ngelizwi njengalokho ayeyikho ngalo. Ngiyi kuvuka lokuphila. Ngizalivusa njalo. Amen. Ngani wayesazi ilizwi lakhuluma ngakho. Futhi wayeqinisekile ukuvuka. Nxa nginguye lowo muntu khona ngale kuJohane 5:24, lo ozwa ilizwi lami futhi akholwe kuye ongithumileyo, ulokuphila okungapheliyo futhi ngiza kumvusa njalo ensukwini zokucina. Akasoze abuye ekwahlulelweni, usedlule ekufeni waya ekuphileni. Yithi! Futhi kuyini esikwesabayo? Luyini uhlupho? Ngumahluko bani okuwenzayo? Uhlobo lwebizo oligqokileyo? Uzibiza lokho kumbe okunye? Singabantwana bakaNkulunkulu ngomusa kaNkulunkulu. Sagcwaliswa ngomoya ongcwele ngomusa kaNkulunkulu. Kulomahluko bani okuwenzayo ngokuba ngulowu yilokho kumbe lokho? Nxa ungumPresbyterian Methodist Baptist, nxa egcwaliswe ngomoya ongcwele, ulempilo evukayo kuye. Ameni. Yebo. Manje ngosuku lePentecost, uJesu wabatshela kuLuka 24:29, khangelani ngiyathumela isithembiso. Hatshi ngingakwenza, ngizabona lokho engingakwenza ngakho. Ngizathumela isithembiso sikababa wami phezu kwenu. Kodwa hambani phezulu lapho edolobheni laseJerusalema futhi lilinde lize ligcwaliswe ngamandla. Manje aluba balindanga lapho, sithi, oh, insuku eziyisithupha bathi, kuyini esikulindeleyo? Ngiyakholwa kufanele sikwamukele ngokholo. Alicabangi njalo na? Aluba uJakobe wathi, ngosuku lwesificamunwemunye wathi, Simoni, woza lapha okomzuzu. Yazi ngolunye usuku ngaba lomuzwa ongajwayelekanga. Bona, futhi uyazi lokho engikukholwayo. Ngiyakholwa akufani nje ukuthi silinde lapha. Ngiyakholwa sisivele silakho. Alicabangi njalo na? Asiqhubekeni lomsebenzi wethu, asiqhubekeni ngenkonzo yethu. Oh, kwakungasoze kwenzakale. Ngani? Bazi ukuthi umprofeti wathi, manje lalelani. Umprofeti wathi, umthetho kumele ube phezu komthetho, umzila ube phezu komzila, phezu komzila. Okuncinyane lapha lalaphana okuncinyane. Bambelela kulokho okuhle ngoba ngendebe ezigagasayo langezinye indimi ngiza kukhuluma kulaba bantu. Futhi lokhu yikuphumula isabatha. Babakwazi enye into kwakumele ithathe indawo lapho kusiza. Ngizathulula umoya wami ngosuku lokucina, Joel 2:28. Ngoza kuthi ensukwini zokucina, kutsho uNkulunkulu, ngiza kuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Futhi amadodana enu lamadodakazi baza kuprofetha. Phezu kwencekukazi zami lezisebenzikazi, ngiza kuthulula umoya wami kulolo suku. Ngizatshengisa izibonakaliso ezulwini phezulu, futhi lasemhlabeni phansi, lo mlilo lentuthu lofasimbi. Babekwazi ukuthi kwakumele kube lesehlakalo esiphelekezela lokho kubuya kukamoya ongcwele. Babengathathi umsindo ongaqondakaliyo, kodwa lapho besizwa leyo nto ihamba, njalo babona ubufakazi beBhayibheli buhamba lakho. Babengayisibo abangaqinisekanga. Khona phandle ezitaladeni bahamba. Lingixolele. Oh, minabo. Babeqinisekile ukuthi kwakungumoya ongcwele. Uyakwazi ukuthi babeqiniseke okunganani. Kwaze kwathi uPetro lomfo omncinyane ongafundanga weqela phezu kwesigodo kumbe ibhokisi kumbe kwenye indawo wathi, lina bantu baseJudiya, isifuba esincinyane siphumele phandle njengokuliqude okuncinyane. Wathi lina madoda aseJudiya, lina elihlala eJerusalema, bengilesaba isikhatshana esedluleyo, angisalesabi manje. Lokhu makwaziwe kini, futhi zwanini amazwi ami. Laba kabadakwanga njengelikucabangayo ukuthi kuyikho. Kodwa lokhu yilokho, sithemba lokhu yilokho, siyakholwa lokhu yilokho. Wathi lokhu yilokho okwakhulunywa ngumprofethi uJoweli. Haleluya! Akula okungaqondakaliyo ngakho. Lokhu yilokho okwakhulunywa ngumprofethi uJoweli. Oh, minabo. UJesu wathi kuMarko 16, wathuma ibandla lakhe, hambani emhlabeni wonke lithumayele ivangeli. Lezi izibonakaliso, mhlawumbe kumele zibe njalo, zizaku kanye ngesikhatshana mhlawumbe, ziza kuphelekezela labo abakholwayo. Lezi izibonakaliso ziza kubalandela labo abakholwayo. Ebizweni lami baza kuxotsha odeveli, baza kukhuluma ngendimi ezintsha. Nxa bebamba inyoka kumbe banathe into ebulalayo kayisoze ibalimaze. Nxa bebeka izandla zabo kwabagulayo baza kusila. Hatshi mhlawumbe baza ku lezi izibonakaliso zizakubalandela labo abakholwayo. Mangikufinqe ngokukhuluma lokhu mfowethu dade okwemizuzu emilutshwana elandelayo. Ngiyakukholwa. Ngiyakukholwa ukuthi yonke enye into loba yini ephikisana lalokho ayilunganga. Ngiyakholwa yonke into ephikisana lalokho izakuwa. Ngiyakholwa angilandaba kulesi khomanisi esinganani. Kombe kulezi ngali zalezi inkolo eziyize laleyo nkolo eyize. Lobu bandla lesiRoma. Futhi lakho konke okunye. IsiMelika lakho konke okunye kuzakuwa. Kodwa lelo lizwi lizakumala phakade ngoba kuyilizwi. Futhi kungakabi ilizwi kumele kube ngumcabango. Futhi ilizwi ngumcabango obonakalisiweyo. Futhi uNkulunkulu ekulaphakadeni kwabuya engqondweni yakhe. Wabonakalisa imicabango yakhe kwaba ilizwi. Futhi ilizwi kumele libonakaliswe. Yiso isizathu lapho ekhuluma ngoMesiya. Kwakumele kubuye uMesiya. Wakhuluma ukuthi kuza kuba lebandla ensukwini zokugcina. Lingelatshatha kumbe umchelekilo. Kuza kuba lebandla lapho. Haleluya, wakutsho, ngiyathatha ilizwi lakhe, ngiyalikholwa. Ngiyakholwa ukuthi wathembisa umoya ongcwele kulonke ikholwa eliza kukholwa. Ngiyakholwa uPetro ngosuku lwePentecosti, lapho etshumayela leyo ntshumayelo edumileyo, futhi wabatshela bonke ukuthi baphenduke, futhi babhabhathizwe, ukuthi lezi izibonakaliso zizabuya lalokhu. Loba ngubani owabiza ibizo lenkosi uza kusindiswa, ngiyakholwa lelo liqiniso. Ngama phezu kwalo. Ngikubonile kubonakaliswa. Ngiyazi ngilwisana lakho, futhi ngiyazi ngizama ukwenza inyathelo. Ngingakenzi inyathelo, kufanele ngikhulule konke okuthandelayo. Intandela eziluhlaza, yonke enye into. Ukukususa phandle kwendlela. Kodwa sonke isikhathi usenza inyathelo, uyaphambili. Amen. Thatha nje ingqamu futhi uqume. Abaningi benu liyakhumbula uPaul Reda, umngane oligugu sibili. Ngangimfana ongumtshumayeli nje umntwana. Ngangivame ukuya eFort Wayne, ukuyamlalela. Ryder Tabernacle, umfo omkhulu kakhulu. Wayebuyela emuva, adonse ibhulugwe lakhe. Aphakamise isandla sakhe futhi abhonge njengebheri. Futhi ngangicabanga wayeza kweqa kupulupithi. Lapho futhi wayeqala ngesihloko, yebo kuGenesis futhi aqine sekusambulo. Konke emuva laphambili. UPaul wayeyindoda sibili. Ekhuluma ngolunye usuku wathi, ngangivame ukuba ngumgamuli wezigodo phezulu eyogoni. Lapho ayevela khona wathi, ngolunye usuku uyazi wathi, ngangisezinkundleni zemishini. Khonale kwenye indawo. Ngiyakholwa manje lapho okwakukhona. Futhi wayesenza umsebenzi wemishinari. Wayekholwa kuNkulunkulu. Wakholwa ekusilisweni kwaphezulu. Futhi uPaul wathi, khona lapho ibandla lomhlaba elime khona lamuhla wathi, uba ngingathengisa umbiko wami womusa kumaPentekostali achizabheli. Kulokwenza lokho engikwenzileyo lapha kanye lani xuku, wathi, futhi ngazibangela ukuthi ngikhathazeke. Ngabizelwa endaweni elezinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane zamadola esikwelede. Ngizikhathazile, ngaze ngaba nemvukuzane. Futhi ngiyafa manje. Aluba ngangithengise umbiko wami womusa kumaPentekostali achisaphe, uNkulunkulu wayeza kube engibusisile okwedlulisileyo ngakho. Kunjalo. Wathi wayephansi lapho emaguswini futhi wathola uququlo lwamanzi amnyama kumbe enye into. Kwakukubi. Futhi wayengemuva khonale phandle emaguswini. Futhi ikholwa eliqinileyo ekusilisweni kwaphezulu. Futhi wathi wagula kakhulu futhi wagula kakhulu. Wakhuleka wakhuleka. Futhi amanye amamishinari bathi babezathatha isikepe nje futhi bahambe bayethatha udokotela. Ngani? Kwakuzabathathela insuku ukuthola udokotela. Futhi wathi, lingakwenzi lokho. Kuthiyeni nje kunjalo. Wathi nxa uNkulunkulu engangisilisi khonake sengisiza ekhaya. Ngakho wathi umkakhe wahlala ekamelweni kanye laye. Kwaqhubeka kusiba mnyama lokuba mnyama. Futhi wathi wabiza umkakhe wathi, sithandwa, thatha isandla sami. Wathi, qhubeka nje ungikhulekela, sekusiba mnyama manje. Wathi, ngiyakholwa amathunzi ayawanga kimi. Wathi, bamba nje isandla sami futhi ukhuleke. Lapho ngiphuma wazilungiselela ukuhlangana loNkulunkulu. Wangathi nje wawela ebuthongweni obukhulu futhi wathi waphupha wayesephendukile lapha eogeni njalo njengomfana omncinyane esika amabulanga. Futhi wathi ubasi wenkamba wathi, Paul, hamba phezulu lapha ohlangothini oluthile loqaqa futhi ugamule isihlahla esithile esikhulu okuthile. Wathi wagijima phezulu oqaqeni ngenyawo zakhe zokutsha futhi wawisela isihlahla phansi futhi wasiphundla wahlaba ihloka phansi. Wathi ukuthi lelo phayini elibuthakathaka elakhe kukhali elikhulu ihloka eligamula nqazombili langena kuphayini kahle sibili. Futhi wathi walibamba, ngacabanga, awu, ngiza kusithwalela phansi oqaqeni. Ekahle indoda eqinileyo. Wathi, ngangivame ukufundela ukuthi ngibeke njani amadolo ami ndawonye futhi ngiphakamise ngomhlane wami ingxenye enkulu eyomuntu. Imisipha yakhe yayisemhlane wakhe lamahlombe ingemuva enyawo zakhe. Wathi, ngangiphakamisa ugodo olukhulu alubeke ehlombe lakhe ahambe. Kodwa wathi, leso bekuyisigodo nje esijwayelekileyo. Kodwa wathi, nginje ngiyaxolisa. Wathi nganingeke nje ngilunyikinye ugodololo ngiyaxolisa. Wathi nganingeke nje kalula ngilunyikinye ugodololo. Wathi ngalwisa futhi ngalwisa futhi ngazama ukuluphakamisa futhi nje nganingenelisi ukukwenza. Wathi ngaziqeda amandla ami wonke. Wathi nganingeke nje ngiluphakamise lolo godo futhi wathi ekugcineni ngaphela amandla sibili ngahlala phansi nje ngiqamelele sisihlahla futhi ngaqala ukwesula izithukuthuku ngase ngikhathele futhi wathi emva kwesi kachana ngezwe iphimbo likavasi wami kodwa wathi kwakuyilizwe elimnandi kakhulu esengake ngalizwa futhi wathi lapho ngichibilika ilizwe lathi kimi Paul futhi ngathi yebo vasi kuyini wathi usihudulelani na wathi awu ungilaye ukusiletha phansi enkambeni futhi sengivele ngazisindisa ngaso nje angeke nje ngikwenze vasi wathi Paul ngawusiboni lezo sifula samanzi sigijima khona lapho wathi yebo wathi lezo sifula sehla phansi enkambeni kungani ungasiphoseli emanzini weqele phezu kwaso futhi usigade usehla phansi enkambeni wathi angikaze ngicabange ngalokho ngakho wasigiqela emanzini weqela phezu kwaso wathi oh minabo waqala ukukhaphaza amanzi futhi eseqa lokumemeza phezu kwelizwi lakhe lapho edlula phezu kwamagagasinyana futhi phansi emanzini yonke into egade phezu kogodololu esehla phansi ememeza ngigade phezu kwaso ngigade phezu kwaso wathi into yokuqala waphaphama wayekhona phakathi laphakathi kwesibuya nomkakhe ememeza laye wayememeza ngigade phezu kwaso ngigade phezu kwaso ngigade ezgwaso bazalwane izizwe ziyedukana uIsrayeli uyavuka izibonakaliso iBhayibheli elazikhuluma ngaphambili insuku zabezizwe zibaliwe ngokusindwa lusizi olukhulu ubuyelani olina elihlakazekileyo kwabakini lumbiko welizwi likaNkulunkulu uliqiniso ukuphila kumbe ukufa ngigade phezgwaso angipopothisani lazo angizami ukupopotha ngakho ngikuthethe nje futhi ngigade phezgwaso yeka abacothezi baphakama ngizadubula umbobo wonke niyeza enkambeni ezinye zalezi nsuku ngigade phezu kwelizwi likaNkulunkulu amen ngiqinisekile ukufika lapho kasikhulekeni kungani usadalala kanye lomthwalo wakho wesono kungani uyisimo oyiso ungakwazi lapho ome khona ugijima ibandla ngebandla futhi indawo ngendawo kungani nje ungakuphoseli phakathi esiphambanweni lobu busuku kuthi ugade phezu kwelizwi kungani ungathathi nje isithembiso sikaNkulunkulu lobu busuku kuthi ugade uphume enyakanyakeni uphuma kwenkulu eluhlaza okwesibhakabhaka sivuleke kanjalo ungalwisani laso ungakhathazeki ngakho ukukholwe nje kwamukele okungumbuso ongeke unyikinywe kada phezu kwawo nxa ugula lobu busuku thatha isithembiso sikaNkulunkulu ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zakho ngizasila njani mfowethu Branham udokotela uthi ngilohlupho lwenhliziyo ngilemvukuzane ngilalokhu lokho loba yini okuyikho ngiyisacuthe isimungulo ngiyisiphofu loba yini mahluko bani lokho ongabe ukwenza yamukela nje isithembiso sikaNkulunkulu futhi ugade phezu kwaso asithatheni inkalakatha yesigodo esikhulu futhi sisibethele phansi lapha futhi sisibhale phezu kwaso umkhuleko wokholo ukhulekiwe lobu busuku ngizagada phezu kwalo ibhayibhili lathi umkhuleko wokholo uzaphilisa ogulayo futhi uNkulunkulu uza kumvusa nxa enze isono uza kuxolelwa ngigade phezu kwaso ngiyakukholwa nxa wenze okubi nxa ulahlekile lobu busuku lo omboza isono sakhe akayi kuphumelela kodwa lo ozavuma isono sakhe oza kuba lesihawu kungani ungasivumi awu kumele ngenzeni mfowethu Branham sivume futhi ke ugade phezu kwaso uNkulunkulu watsho njalo uza kususa khatshana lesono sakho ngabe lowo muntu elapha lobu busuku ongakaze afake ithemba labo uqobo kuNkulunkulu okosindiso lomphefumulo wakho futhi ungathanda ukukhunjulwa emkhulekweni lapho sivala ungaphakamisa nje isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham ngifuna ukulahla iminako yami uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise ngifuna ukulahla uNkulunkulu akubusise mama ngifuna ukulahla iminako yami uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise emuva lapho umnumzana uNkulunkulu akubusise khosikazi elincinyane kulungile kunjalo uNkulunkulu akubusise ngifuna ukwethula iminako yami phezu kwakhe futhi nje ngigade phezu kwesithembiso sakhe manje ngiyakholwa ukuthi wathembisa lo ozabuya kimi angisoze ngimlahlele phansi hathi ukuthi ngizwa njani ngakhulekelwa busuku obedluleyo mfowethu Branham, angizwa ngcono. Lokho kakulani lanto yokwenza lakho. Angigadi phezu kwemizwa yami, ngigade phezu kwelizwi lakhe, kweyisithembiso sakhe. Mfowethu Branham, bengiku-altare kane kumbe kahlanu ngizama ukwamukela umoya ongcwele, angizange ngiwuthole. Lokho kakutsho lanto eyodwa, hlalani nje phezu kogodo. Loza kuletha kuqonde khona phansi enkambeni, enkambeni yamazibulo, enkambeni yabangcwele. Uzafika lapho, hlala nje phezu kogodo lwakho, futhi uklabalale, futhi umemeze indumiso zikaNkulunkulu ngamandla wonke. Iyo indlela yokwenza ngayo. Lapho sisasela amakhanda ethu ekhotheni, uyafuna yini ukugada phezu kwaso na? Khona-ke, leyo nto encinyane ekhweba enhlizweni yakho. Ungafuna ukubuya lapha futhi ume phambi kwe-altare okomzuzu, futhi sikhuleke futhi sibeke izandla phezu kwakho. Singathokoza kuwe ukuthi ubuye. Asithatheni leyo nto encinyane efakwe enhlizweni yakho lobu busuku futhi uthi, uyazi, uphambukile. Manje phakamisa isandla sakho. Kulungile. Unyathela phezu kogodo, ugodo lwesithembiso sakhe, isihlahla, isiphambano esasiganyulwe phansi. Beka ingalo zakho kulesi isiphambano manje. Hamba khona phezulu lapha futhi uthi, manje ngiza kugada phezu kwaso. Khona manje ngiza kukukholwa, ngiza kwamukela. Ngiyakukholwa, kangisoze ngintshintshe. Ngizahlala khona kanye nalelo lizwi. Koze kuthi lokho kuqiniswe. Futhi ke emva lokho sekuqinisiwe, ngiza kufinyelela khonake. Futhi ngithole esinye. Futhi ngiqale ukugada khona ngisiya. Bona. Futhi ilizwi ngelizwi, inyathelo ngenyathelo, uzathumba yonke into uNkulunkulu akuthembisayo. Ngoba zonke izinto ziyenzeka. Kuye lo ozagada phezu kwaso. Gada phezu kwesithembiso sakhe, ngoba kuqinisekile ukukuletha enkambeni. Woza kukuletha ebukhoneni bukaNkulunkulu. Lingabuya manje lapho silamakhanda ethu ekhothanyisiwe. Futhi sicela loba ngubani ongafuna ukuma ku-altare okwesikhatshana nje okomkhuleko. Ngigade phezu kwaso Nkosi. Nkosi, ngiyakholwa. Ukuthandabuza kwami konke kungcwatshwe emthonjeni. Nkosi, ngiyeza. Ngiyakukholwa. Ngiyanyathela khona elizwini lobu busuku. Futhi ngiza kukukholwa ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakuthatha elizwini lakho. Oyedwa umfazi oligugu ume lapha ku-altare ukuqinisa kuNkulunkulu ukuthi uzimisele. Ngeza-ke ubuye elikade lilamakhanda enu ekhothanyisiwe. Lezandla zenu ziphakanyisiwe. Futhi lifuna ukukhunjulwa emkhulekweni. Lingabuya nje phezulu lapha uNkulunkulu. Woza nje phezulu, yikho lokhu. Woza khona phezulu futhi ume lapha wothi, ngiza kugada phezu kwaso uNkulunkulu. Wenza isithembiso, enye into yaqoqoda enhliziyweni yami, futhi sengisiza khona manje ukugada phezu kwalokho. Futhi ngiza kuhlala khona phezu kwaso, size singilethe khona enkambeni. Sengibuya khona phansi enkambeni yabangcwele bo phezu konke. uNkulunkulu akubusise, lokho kuhle. Woza manje, wena ufuna ukugada kiso. Yona nje indlela oyiyo, njengalokho engiyikho. Kungela ngitsho isicelo esisodwa. Khumbula uthi leso isihlahla na? Yebo, kwakulesihlahla esaqunyelwa phansi ngesinye isikhathi. Futhi sabekwa kwakutsha njalo eCalvary. Yeqela nje kuleso sihlahla lobu busuku. Kanye lezithembiso zikaNkulunkulu. Ilizwi elalilenga isihlahleni. Ngigade phezu kwaso. Ngiza kukholwa ngenhliziyo yami yonke. Ngifuna ukwenza ukuthi ngize lapha futhi ngiqhawule izandla zabazalwane bami. uNkulunkulu akubusise ngokuma kwakho kobuqhawe. Ngifuna ukuthi wena uhlale lapha okwesikhatshana nje lapho sikhuleka. uNkulunkulu akubusise mfowethu, dadewethu oligugu. uNkulunkulu akubusise iNkosi uJesu. uNkulunkulu akubusise mfowethu. uNkulunkulu akubusise dade. Ngihole. Akuhole ngaphetsheya komfula. Khumbula, njengenceku kaKristu, ngilomlandu wokuthunyayelwa kwelizwi, ngilomlandu wobufakazi bami, futhi ngingama lapha lobu busuku. Futhi indoda yamathumi amahlanu lanhlanu omnyaka, kumbe amathumi amahlanu lantathu eminyaka obudala, ngiza kuba amathumi amahlanu lani ngomabasa, futhi ngime lapha lokwazi lokho, loba lumbono wokucina, kungaba zinsuku zami zokucina ezintuthwane emhlabeni. Ngingalithiya ensukwini ezintuthwana, kangazi ukuthi kutshoni. Lalela nje kuthepu futhi ubeke isinqumo sakho. Angazi ukuthi kutshoni. Ngingama lapha futhi ngikholwa ukuyingxenye ukuthi kungaba ngumbiko wami wokucina engiwuthumayelayo. Kukhona lapha ePhoenix futhi ngikhulume into engalunganga. Futhi ngisazi ukuthi isiphetho sami sikhona ngaphetsheya. Futhi ngiza kwahlulelwa ngamazwi ami. Bazalwane bami, mangikhulume lokhu kini labo dadewethu, libe khona emihlanganweni. Liyazi ukuthini ukudalula lezinto. Ngake ngakhuluma ulutho kini ebizweni lenkosi, kodwa lokho okwagcwalisekayo ngizabuza loba ngubani. Hatshi mnumzana. Emhlabeni jikelele lenkulungwane zemibono akukaze kube khona, futhi ngilitshela iqiniso lobu busuku. Igazi likaJesu Kristu lenele kakhulu okokuthi lesula ukungcola konke, futhi kuzabe kunjalo. Ukhona umthombo ogcwele igazi futhi umile kuwo manje elidonswa emthanjeni kaEmmanueli into kuphela yeqiniso eseleyo emhlabeni lapho izoni ziqhunyuzwe phansi kokugcwala kwalo zilahlekelwa ngamachata ecala ngizacela laba abachumayeli manje labazalwane nqali ngaphuma lapha phakathi kwalaba bantu loba ngubani o leyo indlela obiza ngayo abachumayeli ukuthi bakhulekele abantu bonke abachumayeli phakathi lapha konake abafunayo abathakazelela ukubona imiphefumulo isindiswa wozani lapha futhi lime njengeqembu labakhulekayo lapho esingazibopha ndawonye sisuke kwenye yonke into futhi sizehlukanise ngokwethu lawa ngamadoda labafazi abanameka isiphetho sabo lobu busuku ngegazi likaJesu Kristu bemthatha elizwini lakhe begade khona ebukhoneni bakhe elizwini lakhe futhi uthi ngilapha nkosi kanye lalutho lokunikeza kodwa mina ngokwami futhi ngithathe kungabuya ume labo nxa ungathanda loba ngubani ongafuna ukubuya woza futhi ume uNkulunkulu alibusise bazalwane bami lokho kuhle kakhulu ngithanda ukubona abantu abalobuqhawe abalokuthakazelela imiphefumulo ngithemba bazalwane bami lokho kuhle buyanini khona ngalapha lokho kuhle manini ngalapho makuthi nje manje nga othaya ipiano engangena kumusic nga engathanda asihlabeleni lingoma kamnandi manje ngesizotha ngenhlonipho sibuya hathi okwenye into yenganekwane asibuyi kwenye into nje ezenza ikholwa kodwa siza ebukhoneni bukaNkulunkulu uJehova uNkulunkulu olamandla wonke lo othenjisiweyo ukuthi loba ngapi ababili kumbe abathathu bebuthene ebizweni lami lapho ngiphakathi kwabo khuluma laye njengalokho ongakwenza kumngane wakho uthi Nkosi ngiyaxolisa ngonile futhi siza kuhlabela ukukhona umthombo ogcwele ngegazi elidonswa emthanjeni kaEmmanueli lapho izoni ziqhunyuzwe phansi kokugcwala kwalo zilahlekelwa ngamachata ecala lelo sela elifayo lathaba ukubona lo mthombo osukwini lwakhe lapho loba mina ngimubi njengaye ngigeze zonke izono zami
Ever since by faith I saw
Ubusukela lapho ngokholo ngabona lezo sifula amanxeba akho agelezayo akunikezayo uthando oluhlengayo lube injongo yami
and shall be till I die
Futhi kuza kuba njalo ngize ngife
Just be real little now
Woba mncane sibili manje kawusilutho akula lo wethu oyilutho futhi nje ngokupheleleyo manje ngenhliziyo zenu zonke kotamisa nje inhliziyo zenu lamakhanda yonke indawo esakhiweni Baba wethu osezulwini ngiyazi ukuthi amazwi akho aliqiniso awangeke ehluleke ayilizwi likaNkulunkulu anguNkulunkulu uthi wathi lo oza kimi angisoze ngimlahlele phandle futhi lamadoda labafazi ngaphansi kokuthonisiseka ebesazi ukuthi kabalunganga baze phambili lobu busuku Nkosi okuvuma ukuthi baphambukile ebesazi ukuthi baqhutshwe ngesinye isenzakalo sangaphakathi esibabizileyo ukubuya emthonjeni Futhi nampa besima bela makhanda akhothanyisiweyo lenhliziyo ukunatha amanzi okuphila ngesihle athenjiswa nguNkulunkulu bamukele baba embusweni wakho bangabakho wathi akula muntu onyeza kimi ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala futhi konke lokho ubaba anginike khona kuzakuza kimi futhi kuyangitshengisa ukuthi uNkulunkulu usenikezela aba kuKristu okwesipho sothando Futhi namba bemile Nkosi. Akula muntu ongabakhupha esandleni sami. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzakubalondoloza lobu busuku. Lapho besima lapha, futhi ubaphe ubhabhatizo lukaMoya oNgcwele. Lapho besase lapha kualtari. Makuthi amandla amakhulu kaKristu athambise impilo zabo manje. Benzile isivumo sabo. Baze phambili. Wena wathi, lo ozangivuma phambi kwabantu. Yena ngizamvuma phambi kwababa wami lengilosi. Ezingwele siyawazi lo msebenzi njengowenziwayo Manje Nkosi wanameke ngophawu embusweni wesithembiso sikamoya ongcwele. Siphe khona Nkosi, thulula umoya wakho phezu kwabo, ukuthi ubagcwalise ngomoya kaNkulunkulu ophilayo. Ukuthi bengaba yibufakazi obuphilayo zonke insuku zempilo yabo embusweni kaNkulunkulu. Manje ke umbuthano osukume wonke umuntu emkhulekweni, manje siza kukhuleka ukuthi lezi. Manje munye lamunye wenu oze phezulu lapha lobu busuku usizwa ukuthi ulesono enhliziyweni yakho. Manje akulalutho ongalwenza kodwa ukholwe lokho. Ongcwele, uyamukela lokhu ngokholo. Lolu lukholo lolo olwamukelayo. UJesu wathi, akula muntu ongeza kimi ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala. Labo bonke ababuya kimi uza kukwamukela. Angeke enze olunye ulutho ngoba wakuthembisa. Bona, ungeyami phezu kwemizwa manje, yeyama phezu kwelizwi lakhe. Bona, ilizwi lakho njalo. Lo ozwa amazwi ami futhi akholwe kuye ongithumileyo ule inkathi yamanje, impilo engapheliyo, futhi akasoze abuye ekwahlulelweni, kodwa usedlulile ekufeni waya ekuphileni. Umoya ongcwele isehlakalo sokugcwaliswa lokwethambiswa ngamandla okwenkonzo, kodwa isivumo lokwamukela uKristu ikuba lokholo lokwenza isivumo sakho, futhi uzwe ukhululekile ukuthi uNkulunkulu usekuthethelele izono zakho. Futhi laphezu kwesisekelo selizwi lakhe wathi, akula muntu ongeza ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala. Bona, manje uNkulunkulu wakudonsa kuqala, futhi lo oza kuza kimi angisoze ngimlahlele phandle. Bona, bona, ukwamukele into kuphela ule wakufela. Izono zakho zathethelelwa iminyaka engamakhulu alitshumi lesificamunwemunye edluleyo. Wena nje uza manje ukwamukela lokho akwenzela khona. Bona, futhi liyakholwa ukuthi wafa ngenxa yezono zenu, lingamamukela njengenhlawulo yenu na? Ngamanye amazwi, liyamamukela lapho ethatha izono zenu. Lingathokoza futhi limbonge ngokuthatha izono zenu? Liyakholwa ukuthi wakwenza? Ngakho phakamisa nje isandla sakho uthi, ngiyakholwa ukuthi uthatha isono sami. Ameni. Uthatha isono sami. Kulungile. Manje usungolungele ubhapathizo lukamoya ongcwele. Nxa ungakemukeli ubhapathizo lwesiKristu, omunye walawo madoda lapha azabona kulokho ukuthi uyathola ubhapathizo lwesiKristu. Kodwa manje lapho uPetro esakhuluma la mazwi bengakabhapathizwa, lapho uPetro esakhuluma la mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwabo. Ngani? Bonke babephansi kokukhangelela. Manje lingaphansi kokukhangelela, lifuna enye into eza kulinameka embusweni kaNkulunkulu, enye into eza kubaqothwa kini. Lifuna ukuba ngabe lingafuni ukwamukela umoya ongcwele lonke lina na? Kaliwufuni na? Silili, liyafuna. Lawo ngamandla akho akugcinayo. Bona, babe buthene endlini yaphezulu bekhuleka ebizweni lakhe, babhapathizwa ngomoya ongcwele, futhi amandla enkonzo eza. Ubona? Oh, yikho lokho okufunayo manje. Uthi ungaba lakho khona manje. Ungokwakho khona manje. Manje bazalwane, wozani makuthi si wonke umuntu manje, futhi sibeke izandla zethu phezu kwalabo abazalwane, futhi sikhuleke ukuthi bamukele umoya ongcwele. Wozani phezulu bazalwane. Wozani phezulu. Manje, ibandla lonke, phakamisani izandla zenu manje, wonke umuntu. Baba wethu osezulwini, ebizweni lenkosi uJesu Kristu, gcwalisa yonke inhliziyo lapha ngobhapathizo lukamoya ongcwele. Yamukela umoya ongcwele, yamukela umoya ongcwele. Laba abantu lapha abamileyo futhi belindele ukukhona lamandla kaNkulunkulu ukuthambisa impilo zabo.